Ivangeli elalotshwa nguMathewu. UMathewu isahluko sokuqala. Ugwalo lokuzalwa kukaJesu Kristu, indodana kaDavida, indodana kaAbrahama. UAbrahama wazala uIsaka, uIsaka wazala uJakobe, uJakobe wazala uJuda labafowabo, uJuda wazala uPerezi loZara kuTamari, uPerezi wazala uHezroni, uHezroni wazala uAramu, uAramu wazala uAminadaba, uAminadaba wazala uNashoni, uNashoni wazala uSalimoni, uSalimoni wazala uBowasi kuRahabi, uBowasi wazala uObhedi kuRute, uObhedi wazala uJese, uJese wazala uDavida inkosi, uDavida wazala uSolomoni kumkaUriya, uSolomoni wazala uRehobhowamu, uRehobhowamu wazala uAbhija, uAbhija wazala uAsa, uAsa wazala uJehoshafati, uJehoshafati wazala uJoramu, uJoramu wazala uOziya, uOziya wazala uJothamu, uJothamu wazala uAhazi, uAhazi wazala uHezekiya, uHezekiya wazala uManase, uManase wazala uAmoni, uAmoni wazala uJosiya, uJosiya wazala uJekoniya labafowabo ngesikhathi sokuthunjelwa kwabo eBabiloni. Emva kokuthunjelwa kwabo eBabiloni, uJekoniya wazala uSalathiyeli, uSalathiyeli wazala uZerubhabheli, uZerubhabheli wazala uAbhiyudi, uAbhiyudi wazala uEliyakimi, uEliyakimi wazala uAzori, uAzori wazala uZadoki, uZadoki wazala uAkimi, uAkimi wazala uEliyudi, uEliyudi wazala uEleyazari, uEleyazari wazala uMathani, uMathani wazala uJakobe, uJakobe wazala uJosefa, indoda kaMariya owazala uJesu othiwa nguKristu. Ngakho izizukulwana zonke ezisukela kuAbrahama ziye kuDavida ziyizizukulwana ezilithumi lane. Lezi sukela kuDavida ziye ekuthunjelweni kwabo eBabiloni ziyizizukulwana ezilithumi lane. Lezi sukela ekuthunjelweni kwabo eBabiloni ziye kuKristu ziyizizukulwana ezilithumi lane. Ukuzalwa kukaJesu Kristu kwabanje. Unina uMariya esekhombe uJosefa, bengakathathani wafunyanwa eselesisu ngomoya ongcwele. Kodwa uJosefa ijaha lakhe engumuntu olungileyo, engathandi ukumthela ihlazo, wayefuna ukumlahla ngensitha. Kwathi esanakana lokho, isithunywa senkosi sabonakala kuye ephupheni sathi,
"Josefa, ndodana kaDavida, ungesabi ukumthatha uMariya abe ngumkakho, ngoba lokho akukhulelweyo kungomoya ongcwele. Uza kuzala indodana, uyithe ibizo uthi nguJesu, ngoba yena uzokusilisa abantu bakhe ezonweni zabo."
Lokhu konke kwenzeka ukuba kugcwaliseke okwakhulunywa yinkosi ngomprofethi ukuthi,
"Khangela, intombi iza kuthatha isisu ibelethe indodana eza kubizwa ngokuthi nguEmmanuel."
Okuyikuthi ngokuphendulelwa, uNkulunkulu ulathi, kwathi uJosefa esephapheme ebuthongweni, wenza njengalokho isithunywa senkosi simlayile, wamthatha waba ngumkakhe. Kodwa akazanga aye kuye, waze wazibula ngendodana, wayitha ibizo wathi nguJesu. UMathewu isahluko sesibili. Kwathi uJesu esezelwe eBethlehema elaseJudiya ensukwini zikaHerodi inkosi, kwafika izazi eJerusalema zivela kwelaseMpumalanga zisithi,
"Ungaphi ozelwe eyinkosi yabaJuda na?
Ngoba sibonile inkanyezi yakhe kwelaseMpumalanga size ukumkhonza."
Ngakho uHerodi inkosi esekuzwile lokho, wakhathazeka leJerusalema lonke kanye laye, esebuthanisile bonke abapristi abakhulu lababhali babantu, wabuza kubo ukuthi uKristu uza kuzalelwa ngapi. Bathi kuye,
"EBethlehema elaseJudiya, ngoba kulotshiwe ngokunjalo ngumprofeti ukuthi, lawe Bethlehema, lizwe lakoJuda, kawusuye omncinyane lakanye kubabusi bakoJuda, ngoba kuza kuvela kuwe umbusi ozakwalusa abantu bami u-Israyeli.
Wankona uHerodi esezibizile izazi ngensitha, wabuzisisa kuzo isikhathi sokubonakala kwenkanyezi. Wazithuma eBethlehema wathi,
hambani libuzisise ngomntwana, kuza kuthi nxa limfumene, libike kimi ukuba lami ngiye ngimkhonze.
Kwathi sezizwile inkosi, zasuka zahamba. Inkanyezi ezayibona kwelasempumalanga yahamba phambi kwazo, yaze yafika yema phezu kwalapho umntwana ayekhona. Zathi ukuyibona inkanyezi, zathokoza ngokuthokoza okukhulu kakhulu. Zasezingena endlini, zabona umntwana loMaria unina, zakhothamela phansi, zamkhonza, zasibukula izitsha zazo ezilempahla eligugu, zamkhunga ngeziphiwo, igolide, lamakha, lenhlaka. Kwathi sezilayiwe ngephupho ukuba zingabuyeli kuHerodi, zasuka zabuyela elizweni lakibo ngenye indlela. Sezisukile isithunywa senkosi sabonakala kuJosefa ephupheni sisithi,
vuka uthathe umntwana lonina ubalekele eGibhithe, uhlale khona ngize ngikutshele, ngoba uHerodi uza kumfuna umntwana ukuze ambulale.
Wavuka ke wathatha umntwana lonina ebusuku, wasuka waya eGibhithe, wahlala khona waze wafa uHerodi, ukuze kugcwaliseke okwakhulunywa yinkosi ngomprofeti ukuthi,
ngayibiza indodana yami ukuba iphume eGibhithe.
Kwathi uHerodi esobonile ukuthi izazi zimphicile, wathukuthela kakhulu, wathumela wabulala bonke abafana baseBethlehema lasendaweni yonke yakhona, abaleminyaka emibili langaphansi, njengesikhathi abesibuzisisile kuzo izazi. Kwase kugcwaliseka okwakhulunywa nguJeremiya umprofeti ukuthi,
kwezwakala ilizwi eRama, ukukhala lokulila okukhulu, uRaheli ekhalela abantwana bakhe, engavumi ukududuzwa ngoba bengasekho.
Kwathi esefile uHerodi, isithunywa senkosi sabonakala ephupheni kuJosefa eGibhithe sathi,
vuka uthathe umntwana lonina uye elizweni lako-Israyeli, ngoba sebefile ababezingela ukusila komntwana.
Wavuka ke wathatha umntwana lonina, wafika elizweni lako-Israyeli. Kodwa esezwile ukuthi u-Akhelawu usebusa eJudiya esikhundleni sikaHerodi uyise, wesaba ukuya khona. Esexwayisiwe ephupheni wasuka waya elizweni laseGalili. Wafika wahlala emzini othiwa iNazaretha, ukuba ugcwaliseke okwakhulunywa ngabaprofeti ukuthi,
uza kubizwa ngokuthi ngoweNazaretha.
UMateyu isahluko sesithathu. Ngalezo nsuku kwafika uJohane umbhabhathizi echumayela enkangala yaseJudiya esithi,
phendukani ngoba umbuso wezulu susondele.
Ngoba nguye okwakhulunywa ngaye ngumprofeti u-Isaya esithi,
ilizwi lomemezayo enkangala lithi, lungisani indlela yenkosi, qondisani indledlana zayo.
UJohane lo wayelengubo yoboya bekhamela, elozwezwe okhalweni lwakhe. Ukudla kwakhe kwakuzintethe lenyosi zeganga. Kwase kuphumela kuye iJerusalema leJudiya lonke lelizwe lonke laseJodani. Babhabhatizwa nguye emfuleni iJodani bevuma izono zabo. Kwathi ebona abanengi babaFarisi labaSadusi besiza ekubhabhatizeni kwakhe, wathi ukubo,
lina nzalo yezinyoka, ngubani olixwayise ukuba libalekele ulaka oluzayo na? Telani izithelo ezifanele ukuphenduka. Lingacabangi ukuba lingatsho phakathi kwenu ukuthi silobaba uAbraham ngoba ngithi kini uNkulunkulu lamandla okumenzela uAbraham abantwana kulamatshe. Lakhathesi ihloka selibekiwe empandeni zezihlahla. Ngakho ileso laleso isihlahla esingatheli isithelo esihle siyaganyulwa siphosele emlilweni. Mina ngilibhabhathiza ngamanzi kube yikuphenduka. Kodwa yena oza emva kwami ulamandla kulami engingafanele ukuphatha amanyathelo akhe. Yena uza kulibhabhathiza ngomoya ongcwele langomlilo. Ositsha sakhe sokwela sisesandleni sakhe. Uza kuthanyela isibuya sakhe, abuthele amabele akhe esiphaleni sakhe. Kodwa amakhoba uza kwathisa ngomlilo ongacimekiyo.
Kwathi uJesu evela eGalili wafika kuJohane eJordani ukuba abhabhathizwe nguye. Kodwa uJohane wazama ukumnqanda wathi,
"Yimi engiswela ukubhabhathizwa nguwe, wena uze kimi na?"
UJesu wamphendula wathi,
"Vuma kathesi, ngoba kusifanele ukuba sigcwalise ngokunjalo ukulunga konke."
Wankhona amvumelayo. UJesu esebhabhathiziwe, wakhuphuka masinyane emanzini. Izulu lavuleka, wabona umoya kaNkulunkulu esehla ukungathi lijuba, esiza phezu kwakhe. Khangela, kwezwakala ilizwi livela ezulwini lisithi,
"Lo uyindodana yami ethandekayo, ngithokozile ngayo."
UMateyu, isahluko sesine. UJesu waseholelwa ngumoya enkangala ukuba alingwe nguSathane. Esezilile ukudla insuku ezingamachumi amane lobusuku obungamachumi amane, ekucineni walamba. Kweza umlingi wathi kuye,
"Uba uyindodana kaNkulunkulu, chono ukuba lamatshe abe yizinkwa."
Kodwa yena waphendula wathi,
"Kulotshiwe ukuthi umuntu kayikuphila ngesinkwa sodwa, kodwa ngalelo lalelo lizwi eliphuma emlonyeni kaNkulunkulu."
USathane wasemthatha wamusa emzini ongcwele, wamisa enqongeni yethempeli, wathi ukuye,
"Uba uyindodana kaNkulunkulu, ziwisele phansi, ngoba kulotshiwe ukuthi uza kulaya izithunywa zakhe ngawe, zikuthwale ngezandla zazo, funa ukhubeke elitsheni ngonyawo lwakho."
UJesu wathi kuye,
"Kulotshiwe futhi ukuthi ungayilingi iNkosi uNkulunkulu wakho."
USathane wabuya wamusa entabeni ende kakhulu. Wamtshengisa imibuso yonke yomhlaba lobukhulu bayo. Wathi kuye,
"Lezi zinto zonke ngiza kukunika zona uba uziwisela phansi ungikhonze."
UJesu wasesithi kuye,
"Suka Sathane, ngoba kulotshiwe ukuthi wokhuleka enkosini uNkulunkulu wakho, umkhonze yena yedwa."
Kwankhona uSathane amyekelayo, kwasekufika izithunywa zamkhonza. Kwathi esezwile ukuthi uJohane ubotshiwe, wasuka waya eGalili, wakhuphuka eNazaretha, weza wahlala eKhaphenawume elingasolwandle emikhawulweni yakoZebhuluni leyakoNafithali, ukuba kugcwaliseke okwakhulunywa ngumprofethi u-Isaya ukuthi,
"Ilizwe lakoZebhuluni lelizwe lakoNafithali ngasolwandle ngaphetsheya kweJodani, iGalili labezizwe, abantu ababehlezi emnyameni babonile ukukhanya okukhulu, lababehlezi elizweni lasethunzini lokufa, ukukhanya kuphumele kibo."
Kusukela kuleso sikhathi uJesu waqala ukuchumayela esithi,
"Phendukani, ngoba umbuso wezulu ususondele."
Kwathi uJesu ehamba ngasolwandle lwaseGalili wabona izelamani ezimbili, uSimoni othiwa nguPetro loAndrea umfowabo bephosela imbule olwandle ngoba babengabagoli benhlanzi, wasesithi kubo,
"Ngilandelani, ngizakulenza libe ngabagoli babantu."
Basebechiya amambule bamlandela. Esedlulele phambili wabona ezinye izelamani ezimbili, uJakobe kaZebhediya loJohane umfowabo besemkolweni kanye loZebhediya uyise, belungisa amambule abo. Wababiza basebechiya masinyane umkolo loyise bamlandela. UJesu wahamba-hamba elizweni lonke laseGalili efundisa emasinagogeni abo, echumayela ivangeli lombuso, esilisa abantu ezifweni zonke lasebuthakathakeni bonke. Udumo lwakhe lwaphumela elizweni lonke laseSiriya. Waletha kuye bonke abagulayo, ababephethwe izifo ngezifo lobuhlungu, lababengenwe ngomoya ababi, lababe lesithuthwane lezilima, wabasilisa. Amaxuku amakhulu amlandela evela eGalili laseDikapolisi laseJerusalema laseJudiya langaphesheya kweJodani. UMathewu, isahluko sesihlanu. Wathi ebona amaxuku wenyukela entabeni, esehlezi phansi abafundi bakhe beza kuye, wasevula umlomo wakhe wabafundisa wathi,
"Babusisiwe abangabayanga emoyeni, ngoba umbuso wezulu ungowabo. Babusisiwe abakhalayo, ngoba bazakududuzwa. Babusisiwe abamnene, ngoba bazakudla ilifa lomhlaba. Babusisiwe abalambela bomele ukulunga, ngoba bazakusuthiswa. Babusisiwe abalesihawu, ngoba bazakuhawukelwa. Babusisiwe abalenhliziyo ezihlambulukileyo, ngoba bazakubona uNkulunkulu. Babusisiwe abalamulayo, ngoba bazakuthiwa ngabantwana bakaNkulunkulu. Babusisiwe abazingelwa ngenxa yokulunga, ngoba umbuso wezulu ungowabo. Lina libusisiwe nxa abantu belithuka ngenxa yami, belizingela bekhuluma okubi konke ngani, beqamba amanga. Thokozani, lithabe kakhulu, ngoba umvuzo wenu mkhulu ezulwini, ngoba ngokunjalo babazingela abaprofeti abalandulelayo. Lina lilitswayi emhlabeni, kodwa uba itswayi seliduma, liza kuvuselelwa ngani na? Kalisasizi lutho, kuphela ukulahlwa ngaphandle, linyathelwe ngabantu. Lina liyikukhanya emhlabeni, umuzi owakhiwe phezu kwentaba ungesitheke. Labantu kabalumathisi isibane basibeke ngaphansi kwesitsha, kodwa basibeka esiqobaneni ukuze sibakhanyisele bonke abasendlini. Kunjalo ke kakukhanye ukukhanya kwenu phambi kwabantu, ukuba babone imisebenzi yenu emihle, badumise uYihlo osezulwini. Lingathi ngize ukuchitha umlayo, ingabe abaprofeti. Angizanga ukuchitha, kodwa ngize ukugcwalisa. Ngoba ngiqinisile ngithi kini, kuze kudlule izulu lomhlaba, kakusoze kudlule ibadlana libe linye, ingabe lecwatshana libe linye lomlayo, kuze kwenzakale konke. Ngakho owaphula owodwa kulimilayo emincinyane afundise abantu njalo, uza kuthiwa ngomncinyane embusweni wezulu. Kodwa oyenzayo ayifundise, lowo uza kuthiwa mkhulu embusweni wezulu. Ngoba ngithi kini, aluba ukulunga kwenu kungadluli okwababhali lokwabafarisi, kalisoze lingene embusweni wezulu. Lizwile ukuthi kwathiwa kwabasendulo, ungabulali. Ilowo lalowo obulalayo uza kuba lecala lokuthonisiswa. Kodwa mina ngithi kini, ilowo lalowo othukuthela umfowabo uza kuba lecala lokuthonisiswa. Lothuka umfowabo uza kuba lecala emphakathini. Lochoyo ukuthi sithuthandini uza kuba lecala lokuphoselwa esogweni somlilo. Ngakho ke uba uletha umnikelo wakho ealtareni, ubusukhumbula ulapho ukuthi umfowenu ulesikhwili lawe, Shiya lapho umnikelo wakho phambi kwe-altar. Uhambe ubuyisane lomfowenu. Anduba uze unikele umnikelo wakho. Phangisa uzwane laye omangalelene lawe lapho lisendleleni. Funa omangalelene lawe akunikele kumthonisisi. Umthonisisi akunikele enxuseni, uphoselwe entolongweni. Ngiqinisile ngithi kuwe, kawusoze uphume khona uze ukhokhe indibilichi yokugcina. Lizwile kwathiwa ungafebi. Kodwa mina ngithi kini, ilo lalo okhangela owesifazana amkhanuke, usefebile laye enhlizweni yakhe. Uba ilihlo lakho lokunene likukhubekisa, likhuphe, ulilahle. Ngoba kungcono kuwe ukuba kubhubhe sibe sinye sezinto zakho kulokuba wonke umzimba wakho uphoselwe esihogweni. Uba isandla sakho sokunene sikukhubekisa, siqume usilahle. Ngoba kungcono kuwe ukuba kubhubhe sibe sinye sezinto zakho kulokuba wonke umzimba wakho uphoselwe esihogweni. Kwathiwa ilo olahla umkakhe kamnike incwadi yesehlukaniso. Kodwa mina ngithi kini, ilo lalo olahla umkakhe kungengenxa yokufeba umenza afebe. Lo mthathayo olahliweyo uyafeba. Lizwile futhi kwathiwa kwabasendulo, ungafungi amanga, kodwa gcwalisa izifungo zakho enkosini. Kodwa mina ngithi kini, lingafungi lakanye, loba izulu ngoba liyisihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu, loba umhlaba ngoba uyisicapha senyawo zakhe, loba iJerusalema ngoba lingumuzi wenkosi enkulu. Ungafungi lekhanda lakho ngoba ungelwenze unwele lalunye lube mhlophe ingabe lube mnyama. Ilizwi lenu kalibe ngelokuthi yebo loba achi, okudlula lokhu kuvela komubi. Lizwile kwathiwa ilihlo lenanwa ngelihlo lezinyo ngezinyo. Kodwa mina ngithi kini, lingamelani lokoniwa. Kodwa uba umuntu ekuwakala esihlathini sokunene, phendulele lesinye. Uba umuntu ekumangalela ukuze akuthathele isigqoko sakho, mnike lengubo. Lalowo okubamba ngamandla ukuba uhambe ikhilomitha libe linye, hamba laye amakhilomitha abe mabili. Mnike ocela kuwe, ungamfulatheli ofisa ukweboleka kuwe. Lizwile kwathiwa, wothanda umakhelwane wakho uzonde isitha sakho. Kodwa mina ngithi kini, thandani izitha zenu, libakhulekele abalizingelayo ukuba libe ngabantwana bakayihle osezulwini. Ngoba yena uyaliphumisela ilanga lakhe ababi labahle, alinisele izulu abalungileyo labangalunganga. Ngoba aluba lithanda labo abalithandayo, lilomvuzo bani na? Kabenzi njalo labathelisi na? Futhi uba libingelela abafoweni bodwa, lenzani okukhulu okudlula okwabanye na? Kabenzi njalo labathelisi yini? Ngakho lina wobani ngabapheleleyo njengoba uyihlo osezulwini ephelele.
UMathewu, isahluko sesithupha.
Qaphelani ukuba lingazikhukhumezi phambi kwabantu ngezenzo zenu ezilungileyo, lisenzela ukubonwa yibo. Funa lingabi lamvuzo kuyihlo osezulwini. Ngakho nxa unika isiphiwo, ungakhalisi uphondo phambi kwakho, njengokwenziwa ngabazenzisi emasinagogeni lasezindleleni ukuba badunyiswe ngabantu. Ngiqinisile ngithi kini, sebewamukele umvuzo wabo. Kodwa wena, nxa unika isiphiwo, isandla sakho sekhohlo kasingakwazi esikwenzayo esokunene sakho, ukuze isiphiwo sakho sibe sekusithekeni, loyihlo obona ekusithekeni uza kukuvuza. Lalapho likhuleka, lingabi njengabazenzisi, ngoba bona bathanda ukukhuleka bemi emasinagogeni lasekuhlanganeni kwendlela ukuze babonwe ngabantu. Ngiqinisile ngithi kini, sebawamukele umvuzo wabo. Kodwa wena, nxa ukhuleka, ngena endlini yakho, uvale umnyango wakho, ukhuleke kuyihlo osensitha. Loyihlo obonayo ensitha uza kukuvuza. Ekukhulekeni kwenu, lingatemelezi njengabezizwe, ngoba bathi baza kuzwiwa ngokukhuluma kwabo okunenge. Ngakho ke lingafanani labo, ngoba uyihlo uyakwazi elikuswelayo lingakaceli kuye. Ngakho ke kalibokhuleka ngokunje lithi, Baba wethu osezulwini, kalidunyiswe ibizo lakho. Umbuso wakho kawuze, intando yakho kayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Siphe lamhla ukudla kwethu kwensuku ngesuku, usithethelele izono zethu njengalokhu lathi sibathethelela abasonayo. Ungasingenisi ekulingweni, kodwa usikhulule ebubini, ngoba umbuso ungowakho, lamandla lobukhosi kuze kube nini lanini. Amen. Ngoba uba lithethelela abantu izono zabo, lo yihlo osezulwini uza kulithethelela lana. Kodwa uba lingathetheleli abantu izono zabo, lo yihlo kayi kulithethelela izono zenu. Futhi nxa lizila ukudla, linganyukumali njengabazenzisi, ngoba bona bacomba ubuso babo ukuba babonakale ebantwini ukuthi bazilile. Ngiqinisile ngithi kini, sebe wamkele umvuzo wabo. Kodwa wena, nxa uzila ukudla, gcoba ikhanda lakho, ugeze ubuso bakho, ukuze ungabonakali ebantwini ukuthi uzilile, kodwa kuyihlo osekusithekene. Lo yihlo obona ekusithekene uza kukuvuza. Lingazibekeli inotho emhlabeni, lapho kona khona inondo lokuthoma, lalapho amasela efohlela khona ebe. Kodwa zibekeleni inotho ezulwini, lapho kungoni inondo lokuthomba khona, lalapho amasela angafohleli khona ebe. Ngoba lapho kukhona inotho yakho, lenhliziyo yakho iza kuba khona lapho. Ilihlo liyisibane somzimba. Uba ilihlo lakho liphilile, umzimba wakho wonke uza kuba lokukhanya. Kodwa uba ilihlo lakho lilibi, umzimba wakho wonke uza kuba lomnyama. Ngakho uba ukukhanya okuphakathi kwakho kungumnyama, umnyama mkhulu kangakanani. Ngakho ongakhonza amakhosi amabili, ngoba uza kuzonda enye athande enye, ingabe uza kubambelela kwenye adelele enye. Lingekhonze uNkulunkulu lenoto. Ngakho ke ngithi kini, lingaphisekeli ukusila kwenu ukuba lizakudlani lokuba lizakunathani, lo mzimba wenu ukuba lizakwambathani. Ukusila kakudluli yini ukudla, lo mzimba kawudluli izembatho na? Khangelani inyoni zaphezulu ukuba kazihlanyeli, kazivuni, kazibutheli eziphaleni, kanti uyihlo osezulwini uyazondla. Lina kalizidluli kakhulu na? Nguphi kini ongathi ngokuphisekela engezelele ingalo ibenye ebudeni bakhe na? La ngezembatho liphisekelani na? Qaphelisani imiduze yeganga ukuthi ikhula kanjani, kayiphothi, kayaluki. Kodwa ngithi kini, lo Solomoni ebucwazicwazini bakhe bonke wayenambathiswanga njengomunye wayo. Uba uNkulunkulu esembathisa ngokunjalo utshani beganga obukhona lamhla, kusasa buphoswa eziwe, kayi kulambathisa kakhulu yini lina elilokukholwa okuncinyane na? Ngakho ke lingaphiseke lilutho lisithi liza kudlani, ingabe liza kunathani, loba liza kwambathani na? Ngoba konke lokhu abezizwe bayakufuna, kodwa uyihlo osezulwini uyazi ukuthi liyakuswela konke lokho. Kodwa funani kuqala umbuso wakhe lokulunga kwakhe, ukhona lezi zinto zonke ziza kwengezelelwa kini. Ngakho lingaphisekeli ikusasa, ngoba ikusasa iza kuphisekela yona. Inkathazo yosuku yanele lona.
UMathewu, isahluko sesikhombisa.
Lingahluleli ukuba lingahlulelwa, ngoba ngokwahlulelwa elahlulela ngakho liza kwahlulelwa ngakho lani. Langesilinganiso elilinganisa ngaso liza kulinganiselwa ngaso lani. Ukhangelelani ucezwana oluselihlweni lomfo wenu, kodwa ungaluboni ugodo olukwelakho ilihlo na? Ungatsho kanjani kumfo wenu ukuthi kahle ngikhuphe ucezwana oluselihlweni lakho, kanti ugodo lukwelakho ilihlo na? Mzenzisi, qala ukhuphe ugodo olukwelakho ilihlo, kungkhona ke uza kubonisisa ukukhupha ucezwana oliselihlweni lomfo wena. Linganiki izinja okungcwele, lingaphoseli impahla zenu eziligugu phambi kwengulube, funa zizinyathele ngenyawo zazo ziphenduke ziliklebhule. Celani liza kuphiwa, funani liza kufumana, qoqodani liza kuvulelwa. Ngoba ilo lalo ocelayo uyamukela, lofunayo uyafumana, loqoqodayo uyavulelwa. Nguphi kini ongathi uba indodana yakhe icela isinkwa ayinike ilitshe na? Uba icela inhlanzi ayinike inyoka na? Ngakho uba lina elingababi likwazi ukubapha abantwana benu izipho ezinhle, uyihlo osezulwini ngayi kubapha kakhulu izinto ezinhle abacela kuye na? Ngakho ke konke elithanda ukuba abantu bakwenzekini, kwenzeni lani ngokunjalo kibo, ngoba lokhu kungumlayo labaprofeti. Ngenani ngesango elincinyane, ngoba isango likhulu lendlela ibanzi esayo ekubhujisweni, banengi abahamba ngayo, kodwa isango lincinyane lendlela ilukhonjwana esayo ekuphileni, bayingcosana abayifumanayo. Xwayani abaprofeti bamanga abeza kini bembathise okwezimvu, kodwa ngaphakathi bazimpisi eziphangayo. Liza kubazi ngezithelo zabo. Abantu bayazikha yini izithelo zevini emeveni ingabe amakhiwa evikaneni na? Ngokunjalo ileso laleso isihlahla esihle siyathela isithelo esihle, kodwa isihlahla esibi siyathela isithelo esibi. Isihlahla esihle singethele isithelo esibi, lesihlahla esibi singethele isithelo esihle. Ileso laleso isihlahla esingatheli isithelo esihle siyaganyulwa siphoselo emlilweni. Ngokunjalo liza kubazi ngezithelo zabo. Ngakusibo bonke abachoyo kimi ukuthi Nkosi, Nkosi, abaza kungena embusweni wezulu, kodwa kuphela owenza intando kaBaba osezulwini. Abanengi baza kuthi kimi ngalolo suku, Nkosi, Nkosi, kasichumayelanga yini ngebizo lakho? Sakhupha omoya babi ngebizo lakho? Senza imsebenzi emkhulu emnengi ngebizo lakho na? Kube ngikhona ke ngiza kuthi kibo, angizanga ngilazi, sukani kimi lina benzi kokubi. Ngakho ilo lalo owezwayo lamazwi ami awenze, ngiza kumfanisa lendoda ehlakaniphileyo eyakha indlu yayo phezu kwedwala. Lana izulu kwafika impophoma kwavunguza imimoya yayichaya leyondlu, kodwa kayiwanga ngoba yayisekelwe lidwala. Kodwa lo owezwayo lamazwi ami angawenzi, uza kufaniswa lendoda eyisithuta eyakha indlu yayo phezu kwesihlabathi. Lana izulu kwafika impophoma kwavunguza imimoya yayichaya leyondlu yawa, kwaba kukhulu ukuwa kwayo.
Wathi uJesu eseqedile lawo mazwi, amaxuku amangala ngokufundisa kwakhe, ngoba wabafundisa njengolamandla kungenje ngababhali babo. UMateyu isahluko sesifica minwe mibili. Wathi esehlile entabeni amlandela amaxuku amakhulu, khangela umuntu olobulephero weza waguqa phambi kwakhe wathi,
Nkosi, aluba uthanda ungangihlambulula.
Welula isandla wamthinta wathi,
Ngiyathanda, hlambuluka.
Wahle wahlambuluka kubo ubulephero bakhe. UJesu wathi kuye,
Khangela, ungatsheli muntu, kodwa hamba uziveze kumpristi, unikele umnikelo owalaywa nguMose, kube yibufakazi ebantwini.
Wathi esangena eKapenawume weza kuye induna yekhulu yamncenga yathi,
Nkosi, inceku yami ilele endlini iyisilima iphethwe kakhulu yibuhlungu.
Wathi kuyo,
ngizakuza ngiyisilise.
Kodwa induna yekhulu yaphendula yathi,
Nkosi, kangifanele ukuba ungene ngaphansi kophahla lwami, kodwa tshono ilizwi nje inceku yami iza kusiliswa, ngoba lami ngingumuntu ongaphansi komthetho, ngilamabutho ngaphansi kwami. Ngithi komunye hamba, ahambe. La komunye ngithi woza, eze. Lencekini yami ngithi yenza lokhu ikwenze.
Esekuzwile lokhu uJesu wamangala, wathi kwabamlandelayo,
ngiqinisile ngithi kini, angizanga ngifumane ukukholwa okunje lako Israyeli. Ngithi kini, abanengi bazakuza bevela empumalanga lasentshonalanga, bahlale ekudleni lo Abrahama, lo Isaka, lo Jakobe embusweni wezulu. Kodwa amadodana ombuso aza kukhutshelwa emnyameni ongaphandle. Lapha kuzaba khona ukukhala lokugedla amazinyo.
UJesu wasesithi enduneni yekhulu,
hamba, kakube kuwe njengokukholwa kwakho.
Inceku yasila khona lokho. Wathi ukuba uJesu angene endlini kaPetro, wabona uninazala kaPetro elaliswe ngumkhuhlane, wabamba isandla sakhe, umkhuhlane wamyekela, wavuka wamsebenzela. Sekuhlwile waletha kuye abanengi abangenwe ngomoya ababi, wakhupha omoya ngelizwi, wasilisa bonke abagulayo. Ukuba kugcwaliseke okwakhulunywa ngu-Isaya umprofethi kokuthi,
yena wathatha imikhuhlane yethu, wazithwala izifo zethu.
Kwathi uJesu ebona amaxuku amakhulu emhanqile, walaya ukuba bawelele ngaphetsheya, kwafika kuye umbhali, wathi kuye,
mfundisi, ngiza kukulandela loba kungaphi lapha uyakhona.
UJesu wathi kuye,
amakhanka alemilindi, lenyoni zaphezulu zilezidleke, kodwa indodana yomuntu kayilandawo lapho ingaqamelisa khona ikhanda layo.
Omunye wabafundi bakhe wathi kuye,
Nkosi, ngivumela ukuba ngiyembela ubaba kuqala.
Kodwa uJesu wathi kuye,
ngilandela, yekela abafileyo bambele abafileyo babo.
Wathi esengenile emkolweni, abafundi bakhe bamlandela. Wavuka isiphepha esikhulu olwandle, umkolo waze wagutshuzelwa ngamavimo, kodwa yena wayelele. Basondela bamvusa besithi,
Nkosi, sisilise siyabhubha.
Wasesithi kibo,
lesabelani lina elilokukholwa okuncinyane na?
Wavuka wakhuza umoya lolwandle, kwaba khona ukuthula okukhulu. Abantu bamangala bathi,
unjani lo ukuba umoya lolwandle kumlalele na?
Kwathi esefikile ngaphetsheya elizweni lamagadarene, bamhlangabeza ababili abangenwe ngomoya ababi bephuma emalibeni, besesabeka kakhulu kungasadluli muntu ngaleyo ndlela. Basebememeza besithi,
sidani lawe ndodana kaNkulunkulu, uze lapha ukusihlupha kungakafiki isikhathi na?
Kwakukhona khatshana labo umhlambi wengulube eziningi zisidla. Omoya ababi bamncenga besithi,
uba usikhupha, sithume ukuba singene emhlambini wengulube.
Wasesithi ikibo,
hambani.
Baphuma wangena engulubeni, umhlambi wonke waphaphathekela eliweni, waphoseka olwandle wafela emanzini. Abazalusayo babaleka baya emzini, babika konke lokwenzekileyo kibo ababengenwe ngomoya ababi. Khangela, umuzi wonke waphuma ukumhlangabeza uJesu. Bathi bembona bamncenga ukuba asuke emikhawulweni yela kubo. UMateyu, isahluko sesifica munwe munye. Wasengena emkolweni, wawela, wafika emzini wakubo. Waletha kuye umuntu oyisilima elele ethaleni. UJesu ebona ukukholwa kwabo wathi koyisilima,
mana isibindi, mntanami, izono zakho zithethelelwe.
Abanye bababhali bakhulumisana bathi,
lumuntu uyahlambaza.
UJesu esazi imicabango yabo wathi,
linakanelani okubi enhliziyweni zenu na? ngoba yikuphi okulula ukuthi izono zakho zithethelele ingabe ukuthi sukuma uhambe na? Kodwa ukuze lazi ukuthi indodana yomuntu ilamandla okuthethelela izono emhlabeni.
Wathi koyisilima,
sukuma uthathe ithala lakho uye endlini yakho.
Wasukuma waya endlini yakhe. Wathi amaxuku ebonile lokhu amangala, amdumisa uNkulunkulu onike abantu amandla anje. Esedlula lapho uJesu wabona umuntu othiwa nguMatewu ehlezi endaweni yokuthelisela. Wathi kuye,
ngilandela.
Wasukuma wamlandela. Kwathi esekudleni endlini, wafika abathelisi abanengi lezoni. Bahlala ekudleni loJesu labafundi bakhe. AbaFarisi sebekubonile lokho bathi kubafundi bakhe,
ungani umfundisi wenu esidla labathelisi lezoni na?
Ekuzwa lokhu uJesu wasesithi kibo,
abaphilileyo kabadingi inyanga kodwa abagulayo. Hambani lifunde ukuba lokhu kutshoni ukuthi ngifuna isihawu kulomhlatshelo, ngoba angizanga ukubiza abalungileyo kodwa izoni.
Kwafika kuye abafundi bakaJohane bathi,
kungani ukuba thina labafarisi sizile ukudla kodwa abafundi bakho bengazili na?
UJesu wathi kubo,
abakwabo kamyeni bangalila yini umyeni eselawo na? Kodwa siza kufika insuku lapho umyeni eza kususwa kubo, kube ngikhona ke beza kulila. Gakho obekela isichibu selembo elingakafinyeli engutsheni endala, ngoba lokho okubekelwe kuyo kuzadabuka kuyo. Siqhele isikhala, njalo iwayini elitsha kalithelwa emgodleni emdala. Funa imgodla idabuke, lewayini lichitheke, lemgodla yonakale. Kodwa iwayini elitsha balithela emgodleni emisha, kulondolozeke kokubili.
Kwathi esakhuluma lezi zinto kubo, kwafika umphathi waguqa phambi kwakhe wathi,
indodakazi yami isandukufa, kodwa akuze ubeke isandla sakho phezu kwayo izakusila.
Wasukuma uJesu wamlandela kanye nabafundi bakhe. Owesifazana owayelumopho iminyaka elitshumi lambili wasondela ngemva kwakhe, wathinta umphetho wengubo yakhe, ngoba wathi enhlizweni yakhe,
aluba ngithinta nje ingubo yakhe ngizakusiliswa.
UJesu waphenduka embona wathi,
mana isibindi dadi, ukukholwa kwakho kusilisile.
Owesifazana wasila kusukela kuleso sikhathi. UJesu wafika endlini yomphathi, wabona abakhalisa imihlanga lexuku liphithizela, wathi,
kwedlani, ngoba intombazana kayifanga kodwa ilele.
Bamhleka ulunya. Ixuku selikhutshiwe wangena wabamba isandla sayo, intombazana yavuka. Udumo lwalokho lwaphumela kulelo lizwe lonke. Wathi uJesu esedlula lapho, iziphofu ezimbili zamlandela zimemeza zisithi,
sihawukele ndodana kaDavida.
Esengenile endlini, iziphofu zeza kuye. UJesu wathi kuzo,
liyakholwa ukuthi ngingakwenza lokhu na?
Zathi kuye,
yebo Nkosi.
Wasethinta amehlo azo wathi,
akwenzeke kini njengokukholwa kwenu.
Asevuleka amehlo azo, uJesu wazilayisisa wathi,
qaphelani ukuba kungaziwa muntu.
Kodwa zaphuma zalwandisa udumo lwakhe kulo lonke lelo lizwe. Ekuphumeni kwazo walethwa kuye isimungulu esilomoya omubi. Umoya omubi usukhutshiwe, isimungulu sakhuluma amaxuku amangala athi,
kakuzanga kubonwe okunje ko-Israyeli.
Kodwa abaFarisi bathi,
ukhupha omoya ababi ngenkosi yomoya ababi.
UJesu wahamba-hamba emizini yonke lemizaneni efundisa emasinagogeni abo, echumayela ivangeli lombuso, esilisa izifo zonke lemikhuhlane yonke. Esebonile amaxuku wawahawukela ngoba ayekhathazekile ehlakazekile njengezimvu ezingela malusi. Wasesithi kubafundi bakhe,
ukuvuna kukhulu kodwa izisebenze zingcosana, ngakho ke celani enkosini yokuvuna ukuba ithumele izisebenze ekuvuneni kwayo.
UMateyu isahluko sechumi. Wasebiza abafundi bakhe abalichumi lambili, wabanika amandla phezu komoya ababi ukuba babakhuphe, lamandla okusilisa izifo zonke lemikhuhlane yonke. Amabizo abapostori abalichumi lambili yiwo la: owokuqala nguSimoni othiwa uPetro, loAndrea umfowabo, loJakobe kaZebhediya, loJohane umfowabo, loFilipu, loBartolomeu, loThomas, loMateyu umthelisi, loJakobe kaAlfeu, loThadeu, loSimoni umKhanani, loJudasi Iskariyoti owamnikelayo. Laba abalichumi lambili uJesu wabathuma, wabalaya esithi,
lingahambi ngendlela yabezizwe, lingangeni emzini wamaSamaria, kodwa yanini kakhulu kuzo izimvu ezilahlekileyo zendlu ka-Israyeli. Ekuhambeni kwenu chumayelani lithi, umbuso wezulu ususonde. Silisani abagulayo, livuse abafileyo, lihlambulule abalobulephero, likhuphe omoya ababi. Lamngelisiwe ngesihle, phanini ngesihle. Lingaphathi igolide lesiliva, lethusi emxhakeni yenu, lesikhwama sendlela, lengubo ezimbili, lamanyathelo, lodondolo, ngoba isisebenzi sifanele ukudla kwazo. Lakuphi umuzi ingabe umuzana elingena kuwo, buzani ukuba ngubani ofaneleyo kuwo, lihlale laye lize lisuke. Ekungeneni kwenu endlini liyipingelele, aluba indlu ifanele, ukuthula kwenu kakube phezu kwayo, kodwa uba ingafanele, ukuthula kwenu kakubuyele kini. Lo ongalamukeliyo, ongalaleli amazwi enu, kalibokuthi nxa liphuma kuleyo ndlu ingabe kulowo muzi, lithintithe uthuli enyaweni zenu. Ngiqinisile ngithi kini, kuza kuba ngcono elizweni laseSodoma lelaseGomora ngosuku lokulahla kulakulowo muzi. Khangelani, ngiyalithuma linjengezimvu phakathi kwempisi. Ngakho hlakaniphani njengezinyoka, libe ngabangoni lutho njengamajuba. Limukani abantu, ngoba baza kulinikela emiphakathini balitshaye emasinagogeni abo. Liza kuholelwa phambi kwababusi lamakhosi ngenxa yami, kube yibufakazi kibo lakwabezizwe. Nxa belinikela, lingakhathaleli ukuthi liza kukhuluma kanjani lokuthi liza kuthini, ngoba liza kunikwa ngaleso sikhathi lokho eliza kukukhuluma, ngoba kakusini elikhulumayo kodwa kungumoya kayihlo okhuluma kini. Umuntu uza kunikela umfowabo ekufeni, loyise umntanakhe. Abantwana baza kuvukela abazali bababulali. Liza kuzondwa yibo bonke ngenxa yebizo lami, kodwa ophikelelayo kuze kube sekupheleni nguye oza kusiliswa. Nxa belizingela komunye umuzi, balekelani komunye, ngoba ngiqinisile ngithi kini, kaliyikuyiqeda imizi yonke yako-Israyeli ingakafiki indodana yomuntu. Umfundi kamkhulu kulo mfundisi, lenceku kayinkulu kule nkosi yayo. Kwanele ukuba umfundi abe njengomfundisi wakhe, lenceku ibe njengenkosi yayo. Aluba bebizile umninindlu ngokuthi nguBhelizebhuli, kakhulu labendlu yakhe njalo. Ngakho ke lingabe sabe, ngoba kakukho okufihliweyo okungayi kubonakaliswa, lokuthukuziweyo okungayi kwaziwa. Lokho engikutsho kini emnyameni kukhulumeni ekukhanyeni, lalokho elukuzwa kunyenyezwa kuchumayeleni phezu kwezindlu. Lingabe sabi ababulala umzimba bengelamandla okubulala umphefumulo, kodwa mesabeni kakhulu olamandla okubhubhisa umphefumulo lomzimba esihogweni. Kazithengiswa yini intaka ezimbili ngendibilishi na? Kodwa kakuyi kuwa phansi lanye yazo ngaphandle kukayihle. Linake lenwele zekhanda lenu zibaliwe zonke. Ngakho lingesabi, ngoba liyazidlula intaka ezinene. Ilo lalo ongivuma phambi kwabantu lami ngiza kumvuma phambi kwababa osezulwini. Kodwa lowo ongiphika phambi kwabantu, lami ngiza kumphika phambi kwababa osezulwini. Lingathi ngize ukuletha ukuthula emhlabeni. Angizanga ukuletha ukuthula, kodwa umkhonto. Ngoba ngize ukuxabanisa umuntu loyise, lendodakazi lonina, lomalokazana loninaza. Lezitha zomuntu kuza kuba ngabendlu yakhe. Othanda uyise ingabe unina kulami, kafanele mina. Lothanda indodana ingabe indodakazi kulami, kafanele mina. Longathathi isiphambano sakhe angilandele, kafanele mina. Ofumana ukusila kwakhe uza kulahlekelwa yikho. Olahlekelwa yikusila kwakhe ngenxa yami uza kukufumana. Owamukela lina, uyamukela mina. Owamukela mina uyamukela ongithumileyo. Owamukela umprofeti ngoba engumprofeti uza kuzuza umvuzo womprofeti. Lowamukela olungileyo ngoba engolungileyo uza kuzuza umvuzo wolungileyo. Ilowo lalowo oza kumnathisa omunye walaba bancinyane inkezo eyodwa nje eyamanzi aqandayo. Ngoba engumfundi iqinisile ngithi kini kasoze alahlekelwa ngumvuzo wakhe.
UMateyu isahluko sechumi lanye. Wathi uJesu eseqedile ukulaya abafundi bakhe abalichumi lambili, wasuka lapho ukuyafundisa lokuchumayela emizini yabo. Kwathi uJohane esentolongweni esezwile ngemisebenzi kaKristu, wathumela ilizwi ngabafundi bakhe, wathi kuye,
"Wena umuwe ozayo, ingabe silindele omunye na?"
UJesu wabaphendula wathi kibo,
"Hambani limtshele uJohane lokho elikuzwileyo, lelikubonileyo ukuthi iziphofu ziyabona, leziqhuli ziyahamba, labalobulephero bayahlanjulula, labangezwayo bayezwa, labafileyo bayavuswa, labayanga bayachunyayezwa ivangele, ubusisiwe ongakhubekiyo ngami."
Kwathi labo bantu sebehamba, uJesu waqala ukukhuluma emaxokwini ngoJohane wathi,
"Laphuma laya enkangala ukuyabonani na? Umhlanga onyikinywa ngumoya na? Kanti laphumela ukuyabonani na? Umuntu ohambethe ingubo ezibuthakathaka na? Khangelani, abambethe ingubo ezibuthakathaka basezindlini zamakhosi. Pho laphumelani na? Ukubona umprofeti na? Yebo, ngithi kini odlula umprofeti, ngoba nguJohane okulotshwe ngaye ukuthi, 'Khangela, ngiyathuma isithunywa sami phambi kobuso bakho esiza kulungisa indlela yakho phambi kwakho.' Ngiqinisile ngithi kini, kakuvelanga phakathi kwabazelwe ngabesifazane omkhulu kuloJohane umbhaphathizi, kodwa omncinyane embusweni wezulu mkhulu kulaye. Kusukela ensukwini zikaJohane umbhaphathizi kuze kube khathesi, umbuso wezulu uyafohlela, labawufohlelayo bayawuphanga, ngoba abaprofeti bonke lomlayo bazisa kwaze kwafika uJohane. Uba livuma ukukwamukela lo ungu-Elija obeza kuza, olendlebe zokuzo akezwe. Kodwa ngiza kusifananisa lani lesi sizukulwana na? Sifana labantwana abahlezi emdangeni bememeza abanye besithi, 'Salitshayela umhubhe kalisinanga, salililela kalikhalanga.' Ngoba uJohane wafika engadli enganadi, bathi ulomoya omubi. Kodwa indodana yomuntu yafika isidla inada, bathi, 'Khangelani umuntu oyisidli lesinadi, umngane wabathelisi lezona.' Kodwa ukuhlakanipha kubonakaliswa ukuthi kulungile ngabantwana bakho."
Waseqala ukusola imizi okwakwenziwe phakathi kwayo ubunengi bemisebenzi yakhe yamandla, ngoba ingaphendukanga. Wathi,
"Maye kuwe Korazi, maye kuwe Bethsaida, ngoba uba kwakwenziwe eThire leSidoni imisebenzi yamandla eyenziwe kini, ngabe kade baphenduka bembatha amasaka bazithela ngomlodo. Kodwa ngithi kini, kuza kuba ngcono kulo iThire leSidoni ngosuku lokulahlwa kulakini. Wena-ke Kaphenawume, uza kuphakanyiselwa ezulwini na? Atshi, uza kwehliselwa endaweni yabafileyo. ngoba uba yayenziwe eSodoma imisebenzi yamandla eyenziwe kuwe. Ngabe lisekhona iSodoma kuze kube lamuhla. Kodwa ngithi kini, kuza kuba ngcono kulo ilizwe laseSodoma ngosuku lokulahlwa kula kuwe.
Ngaleso sikhathi uJesu wakhuluma wathi,
"Ngiyakubonga Baba, Nkosi yezulu lomhlaba, ngoba ukufihlile lokho kwabahlakaniphileyo labaqedisisayo, wakwambulela izingane. Yebo Baba, ngoba kwaba kuhle kuwe ukuba kube njalo. Konke ngikunikelwe nguBaba, ngakho oyaziyo indodana kuphela uyise, ngakho futhi omaziyo uyise kuphela indodana, lalowo indodana ethanda ukumambulela yena. Wozani kimi lonke elikhatheleyo lelisindiweyo, mina ngiza kuliphumuza. Thwalani ijogwe lami phezu kwenu, lifunde kimi, ngoba ngimnene ngithobekile. Kungikhona imphefumulo yenu iza kufumana ukuphumula, ngoba ijogwe lami lilula, lomtholo wami ulula."
UMathewu, isahluko sechumi lambili. Ngaleso sikhathi uJesu wadabula emasimini ngeSabatha. Abafundi bakhe babelambile, baqala ukukha izikhwebu badla. Kodwa kwathi abaFarisi bekubona lokho bathi kuye,
"Khangela, abafundi bakho benza okungavunyelwayo ngeSabatha."
Wathi kibo,
"Kalifundanga yini okwenziwa nguDavida mhla elambile lababelayo, ukuthi wangena endlini kaNkulunkulu wadla izinkwa ezahlukaniselwe uNkulunkulu ezingavunyelwe ukudliwa nguye lababelayo kodwa ngabapristi kodwa na? Futhi kalifundanga yini emlayweni ukuthi ngeSabatha abapristi bayalona iSabatha etempelini bangabi lacala na? Kodwa ngithi kini, kukhona lapha okukhulu kule tempeli. Aluba belisazi ukuba kutsho ukuthini ukuthi ngifuna isihawu kulomhlatshelo, ngabe kalibalahlanga labo abangelacala, ngoba indodana yomuntu iyinkosi yeSabatha."
Wasuka lapho wangena esinagogeni labo. Kwakukhona umuntu olesandla esijwabheneyo. Bambuza bathi,
"Kuvunyelwe yini ukusilisa ngeSabatha?"
Ukuze bamangalele wathi kibo,
"Nguphi umuntu wakini elemvu eyodwa uba iwele emgodini ngeSabatha ongayikuyibamba ayikhuphe na? Pho-ke umuntu udlula imvu kangakanani? Ngakho-ke kuvunyelwe ukwenza okulungileyo ngeSabatha."
Wasesithi kulowo muntu,
"Yelula isandla sakho."
Waselula, sasiliswa saba njengesinye. Basebephuma abaFarisi becebisana ngaye ukuba bangambulala kanjani. Kodwa uJesu esekwazi lokho wasuka lapho. Abantu abanengi bamlandela, wabasilisa bonke, wabalayisisa ukuba bangamvezi, ukuze kugcwaliseke okwakhulunywa ngumprofeti u-Isaya ukuthi,
"Khangela, inceku yami engiyikhethileyo, othandekayo wami, othokoza ngaye umphefumulo wami. Ngiza kubeka umoya wami phezu kwakhe, uza kutshumayela ukulunga kubo abezizwe. Kayikubangisa, kayikumemeza, kakho oza kulizwa ilizwi lakhe ezindleleni. Umhlanga ofecekileyo kayikuwaphula, lentambo yesibane ethunqayo kayikuyicitsha, aze aphumelelise ukulunga kunqobe. Lezizwe ziza kuthemba ebizweni lakhe."
Kwasekulethwa kuye umuntu olomoya omubi eyisiphofu lesimungulu. Wamsilisa kwaze kwathi oyisimungulu wakhuluma, wabona, amaxuku wonke amangala athi,
"Lo angaba yiyo indodana kaDavida na?"
Kodwa abaFarisi sebezwile bathi,
"Lumuntu uyabakhupha omoya ababi ngoBhelezebhule, inkosi yomoya ababi kuphela."
Kodwa eseyazi imicabango yabo, uJesu wathi kubo,
"Ilo lalo umbuso owahlukene phakathi uyachithela, lalo muzi ingabe indlu eyahlukene phakathi ingeme. Uba uSathane ekhupha uSathane, wahlukene phakathi kwakhe. Pho, umbuso wakhe uzawuma kanjani na? Uba mina ngikhupha omoya ababi ngoBelzebuli, amadodana enu abakhupha ngubani na? Ngakho ke, wona aza kuba ngabathonisisi benu. Kodwa uba mina ngikhupha omoya ababi ngomoya kaNkulunkulu, lembala umbuso kaNkulunkulu usufikile kini. Umuntu angangena kanjani endlini yesiqhwaga aphange impahla yazo uba engasibophi kuqala isiqhwaga na? Kungkhona eza kuphanga indlu yazo. Ongelami umelene lami, ongabuthi lami uyachitha. Ngakho ngithi kini, abantu baza kuthethelelwa izono zonke lokuhlambaza, kodwa ukuhlambaza umoya kakuyi kuthethelelwa. Lo okhuluma ilizwi elibi ngendodana yomuntu uza kuthethelelwa, kodwa lo okhuluma ilizwi elibi ngomoya ongcwele kayi kuthethelelwa kulesi sikhathi lasesikhathini esizayo. Yenzani isihlahla sibe ngesilungileyo, lezithelo zaso zibe ngezilungileyo. Ingabe yenzani isihlahla sibe sibi, lezithelo zaso zibe zimbi. Ngoba isihlahla saziwa ngezithelo zaso. Zalo yezinyoka, lingakhuluma kanjani okuhle libabi na? Ngoba umlomo ukhuluma ngokugcwala kwenhliziyo. Umuntu olungileyo ukhupha izinto ezilungileyo enhlizweni yakhe elungileyo. Lo muntu omubi ukhupha izinto ezimbi enhlizweni yakhe embi. Ngithi kini, amazwi wonke ayize abawakhulumayo abantu baza kuziphendulela ngawo ngosuku lokuthonisiswa. Ngoba ngamazwi akho uza kukhululwa, langamazwi akho uza kulahlwa.
Abanye bababhali labafarisi basebesithi kuye,
Mfundisi, sifuna ukubona isibonakaliso esenziwa nguwe.
Wabaphendula wathi,
isizukulwana esibi lesifebayo sifuna isibonakaliso, kodwa kasikunikwa isibonakaliso kuphela isibonakaliso sikaJona umprofeti. Ngoba njengalokhu uJona waba sesiswini sensikaba ichiye insuku ezintathu lobusuku obuthathu, ngokunjalo ke indodana yomuntu iza kuba semathunjini omhlaba insuku ezintathu lobusuku obuthathu. Amadoda aseNinivi aza kuma ekuthonisisweni kanye lalesi sizukulwana asilahle, ngoba wona aphenduka ngokuchumayela kukaJona. Khangelani, kukhona lapha okukhulu kulo Jona. Inkosikazi yaseNingizimu iza kuma ekuthonisisweni kanye lalesi sizukulwana isilahle, ngoba yona yavela emkhawulweni yomhlaba ukuba ize kuzwa ukuhlakanipha kukaSolomon. Khangelani, kukhona lapha okukhulu kulo Solomon. Nxa umoya omubi esephumile emuntwini, uyadabula indawo ezomileyo efuna ukuphumula kodwa engakufumani. Ngakho uthi, ngiza kubuyela endlini yami engaphuma kuyo, afikeke ayifumane ize ithanyelwe ilungisiwe. Abe sehamba abuye labanye omoya abayisikhombisa ababi kulaye, bangene bahlale khona, kuthi ukucina kwalowo muntu kube kubi kuloko kuqala. Kuza kuba njalo kulesi sizukulwana esibi.
Kwathi esakhuluma emaxokwini, unina labafo wabo bema ngaphandle befuna ukukhuluma laye. Omunye wathi kuye,
khangela, unyoko labafoni bemi ngaphandle bafuna ukukhuluma lawe.
Kodwa waphendula wathi kuye omtshelileyo,
ngubani umama na? Labafo wethu ngobani na?
Waseselulela isandla sakhe ngakubafundi bakhe wathi,
khangelani, nangu umama labafo wethu, ngoba yilowo lalowo owenza intando kababa osezulwini nguye ongumfo wethu lodade wethu lomama.
UMateyu, isahluko sechumi lantathu. Ngalolo suku uJesu waphuma endlini wahlala phansi ngasolwandle. Wabuthana kuye amaxuku amakhulu, waze wangena emkolweni wahlala phansi. Labantu bonke bema okhunjini, wakhuluma labo izinto eziningi ngemifanekiso wathi,
khangelani, kwaphuma umhlanyeli ukuyahlanyela, kwathi ekuhlanyeleni kwakhe enye inhlanyelo yawela endleleni, kwafika inyoni zayidobha zayiqeda. enye inhlanyelo yawela edwaleni lapho kwakungela mhlabathi omnengi khona yamila masinyane ngoba kwakungela mhlabathi omnengi kwathi ekuphumbeni kwelanga yahangu yabuna ngoba yangela mpande enye inhlanyelo yawela emeveni ameva akhula ayiminyanisa enye inhlanyelo yawela emhlabathini omuhle yathela izithelo enye ikhulu enye amachumi ayisithupha enye amachumi amathathu olezindlebe akezwe
kwasekufika abafundi bathi kuye
ukhulumelani kibo ngemifanekiso
wabaphendula wathi
lina linikiwe ukwazi imfihlakalo yombuso wezulu kodwa bona kabakunikwanga ngoba lo olakho uzakunikwa kwande kodwa lo ongelakho uzakwamukwa lalokho alakho ngakho ngikhuluma kibo ngemfanekiso ngoba lo babebona kababonisisi lo babesizwa kabezwisisi kabaqedisisi kugcwaliseka kubo ukwazisa kuka Isaya kokuthi ukuzwa lizakuzwa kodwa kaliyikuqedisisa ukubona lizakubona kodwa kaliyikubonisisa ngoba inhliziyo yalesisizwe seyaba lukhuni lendlebe zabo zizwa kalukhuni namehlo abo bawacimezile funa babone ngamehlo abo bezwe ngendlebe zabo baqedisise ngenhliziyo zabo baphenduke ngibasilise kodwa abusisiwe amehlo enu ngoba ayabona lendlebe zenu ngoba ziyezwa ngiqinisile ngithi kimi banengi abaprofeti labalungileyo ababethanda ukubona elikubonayo kodwa kabakubonanga lokuzwa elikuzwayo kabakuzwanga ngakho ke zwanini lina umfanekiso womhlanyele kuthi umuntu esizwa ilizwi lombuso engaliqedisisi kuze usathane ahluthune okuhlanyelwe enhlizweni yakhe yilo ohlanyelwe endleleni ohlanyelwe edwaleni nguye olizwayo ilizwi alamukele masinyane ngokuthokoza kodwa kalampande phakathi kwakhe ngakho uhlala isikhatshana kuthi sekuvela inkathazo ingabe ukuzingelwa ngenxa yelizwi akhubeke masinyane ohlanyelwe emeveni nguye olizwayo ilizwi kodwa ukuphisekela komhlaba nokukhohlisa kwenodo kuyaminyanisa ilizwi lingatheli isithelo ohlanyelwe emhlabathini omuhle nguye olizwayo ilizwi aliqedisise athele izithelo impela omunye aveze ikhulu omunye amachumi ayisithupha lomunye amachumi amathathu
wabeka phambi kwabo omunye umfanekiso esithi
umbuso wezulu ufaniswa lomuntu owahlanyela inhlanyelo enhle ensimini yakhe kodwa kwathi abantu besalele kwafika isitha sakhe sahlanyela umfaba phakathi kwamabele sahamba kwathi ukuba likhule igama lithele isithelo umfaba lawo wabonakala njalo zase zisiza izinceku zomnumzane zathi kuye Nkosi kawuhlanyelanga inhlanyelo enhle ensimini yakho na pho iwuthethe ngapi umfaba wathi kuzo lokhu kwenziwe yisitha inceku zathi kuye uthanda ukuba siye ukusiphuna na kodwa wathi aji funa ekusiphuneni kwenu umfaba lisiphune kanye lamabele yekelani kukhule kokubili ndawonye kuze kuvune ngesikhathi sokuvuna iza kuthi kwabavunayo uthani kuqala umfaba liwubophe izinyanda ukuba utshiswe kodwa amabele liwabuthele esiwudlwini sami
wabatshela omunye umfanekiso esithi
umbuso wezulu ufana lohlamvu lemastade aluthatha umuntu waluhlanyela ensimini yakhe lona kambe luncinyane kulazo zonke inhlamvu kodwa nxa selukhulile lukhulu kulezihlahla zonke luba yisihlahla kuze kufike inyoni zaphezulu zakhele engatsheni zaso
wabatshela omunye umfanekiso wathi
umbuso wezulu unjengemvubelo ayithathayo owesifazane wayihlanganisa lamagogoko amabili empuphu kwaze kwabila konke
lezi zinto zonke uJesu wazikhuluma emaxukwini ngemifanekiso ngaphandle kwemifanekiso kakhulumanga lutho kibo ukuze kugcwaliseke okwakhulunywa ngumprofeti u-Isaya ukuthi
ngiza kuvula umlomo wami ngemifanekiso ngikhulume okufihlakeleyo kusukela ekudatshulweni komhlaba.
Wasechiya amaxuku wangena endlini. Basondela kuye abafundi bakhe bathi,
sichasisele umfanekiso womfaba ensimini.
Wabaphendula wathi,
ohlanyela inhlanyelo enhle yindodana yomuntu. Insimu ngumhlaba, inhlanyelo enhle yibo abantwana bombuso, kodwa umfaba ungabantwana bakaSathane. Lesitha esawuhlanyelayo nguSathane, ukuvuna kuyikuphela kwesikhathi, labavunayo bayizithunywa. Ngakho-ke njengalokho umfaba uyabuthwa, utshiswe emlilweni, kuzakuba njalo ekupheleni kwalesi sikhathi. Indodana yomuntu iza kuthuma izithunywa zayo, zibuthe, zikhuphe embusweni wayo konke okukhubekisayo lalabo abenza okubi. Zibaphosele eziko lomlilo, lapho kuza kuba khona ukukhala nokugedla amazinyo. Kungikhona-ke abalungileyo baza kukhanya njengelanga embusweni kayise wabo, olendlebe akezwe. Umbuso wezulu unjengenotho efihliweyo ensimini, eyafunyanwa ngumuntu wayifihla, ekuthokozeni kwakhe ahambe athengise konke alakho athenge leyo nsimu. Futhi umbuso wezulu unjengomuntu ongumthengi ofuna amangqongqo aligugu elikhulu, esefumene amanye amangqongqo aligugu alenani elikhulu, wasuka wathengisa konke alakho wawathenga. Futhi umbuso wezulu unjengembule elaphoswa olwandle, labuta zonke inhlobo zenhlanzi. Lithe seligcwele, balidonsela okhunjini, bahlala phansi, babuthela ezilungileyo ezitsheni, kodwa ezimbi bazilahla. Kuza kuba njalo ekupheleni kwesikhathi, izithunywa ziza kuphuma, zahlukanise ababi kwabalungileyo, zibaphosele ababi emlilweni obhebhayo. Lapho kuza kuba khona ukukhala lokugedla amazinyo. Seliziqedisisile zonke lezi zinto na?
Bathi kuye,
yebo.
Wathi kubo,
ngakho-ke ilowo nalowo mbhali ofundiselwe umbuso wezulu unjengomuntu ongumnuzana okhupha enothweni yakhe okutsha lokudala.
Kwathi uJesu eseqedile limifanekiso wasuka lapho wafika emzini wakibo, wabafundisa esinagogeni labo, baze bamangala bathi,
lo ukuthatha ngapi lokuhlakanipha lalimisebenzi yamandla na?
Lo kasiyo indodana yombazi na? Unina kathiwa nguMariya yini? Labafowabo kayisiwo oJakobe loJosefa loSimoni loJudasi na?
Lo dadewabo kabakho lapha bonke kithi na? Pho, lo uzithatha ngapi zonke lezi zinto na?
Bakhubeka ngaye. UJesu wasesithi kubo,
umprofeti kasweli ukudunyiswa ngaphandle kwaselizweni lakibo lasendlini yakwakhe.
Ikenzanga lapho imisebenzi eminingi yamandla ngenxa yokungakholwa kwabo. UMathewu, isahluko sechumi lane. Ngaleso sikhathi uHerodi umbusi waluzwa udumo lukaJesu, wathi encekwini zakhe,
lo nguJohane umbhaphathizi, uvukile kwabafileyo, kungakho imisebenzi yamandla isebenza kuye.
Ngoba uHerodi wayembambile uJohane, wambopha, wamfaka entolongweni ngenxa kaHerodiyasi umkaFiliphu umfowabo, ngoba uJohane wayethe kuye,
awuvunyelwa ukumthatha.
Wafuna ukumbulala, kodwa wesaba abantu ngoba bathi ungumprofeti. Kodwa ngosuku lokuzalwa kukaHerodi, indodakazi kaHerodiyasi yasina phambi kwabo, yamkholisa uHerodi. Ngakho wathembisa ngesifungo ukuyinika lokho engakucela. Yona isilayiwe ngunina yathi,
ngiphe lapha emganwini ikhanda likaJohane umbhaphathizi.
Inkosi yadabuka, kodwa ngenxa yezifungo zayo langalabo ababehlezi layo yalaya ukuba inikwe. Yathuma yamquma uJohane ikhanda entolongweni. Ikhanda lakhe lalethwa ngomganu, lanikwa intombi, yona yalisa kunina. Kweza abafundi bakhe, bathatha isidumbu basimbela, basuka bambikela uJesu. Wathi uJesu esekuzwile lokhu, wakhuphuka lapho ngomkolo waya endaweni eyinkangala eyedwa. Kodwa amaxuku akuzwa amlandela ngenyawo evela emizini. Esephumile wabona ixuku elikhulu, walihawukela, wasilisa abagulayo babo. Sekuhlwile abafundi bakhe beza kuye bathi,
"Lindawo iyinkangala, lesikhathi sesihambile. Ngakho ke badabulele ukuze baye emizini bazithengele ukudla."
Kodwa uJesu wathi kubo,
"Kakuswelekanga ukuba bahambe, bapheni lina ukudla."
Bathi kuye,
"Kasilakho lapha kuphela izinkwa ezinhlanu lenhlanzi ezimbili."
Wasesithi,
"Siletheni lapha kimi."
Walaya amaxuku ukuba ahlale phansi otshanini. Wathatha izinkwa ezinhlanu lenhlanzi ezimbili, wakhangela ngasezulwini, wabonga, esezihlephule wabanika abafundi. Abafundi bawanika amaxuku, badla bonke, basutha, babutha imvuthuluka eseleyo izitsha ezilitshumi lambili. Labo abadlayo babe ngamadoda angaba zinkulungwane ezinhlanu, ngaphandle kwabesifazana labantwana. Wasebacindezela abafundi bakhe ukuba bangene emkolweni bamandulele ukuya ngaphetsheya. Esadabulela amaxuku, wathi esedabulele amaxuku wenyukela entabeni ukuba akhuleke. Sekuhlwile wayeyedwa lapho. Kodwa umkolo wawusuphakathi kolwandle, ujukunyiswa ngamavinqo ngoba umoya wawuphambene labo. Ngesikhathi somlindo wesine wobusuku weza kibo ehamba phezu kolwandle. Kodwa kwathi abafundi bembona ehamba phezu kolwandle bethuka bathi,
"Isipuku!"
Bakhala ngokwesaba. Kodwa uJesu wakhuluma labo masinyane esithi,
"Manini isibindi, yimi, lingesabi."
UPetro wasemphendula wathi,
"Nkosi, uba kunguwe tshono ukuba ngize kuwe phezu kwamanzi."
Wasesithi,
"Woza."
UPetro wasesehla emkolweni, wahamba phezu kwamanzi, weza kuJesu. Kodwa esizwa amandla omoya wesaba, eseqala ukutshona wakhala wathi,
"Nkosi, isiza."
Masinyane uJesu welula isandla sakhe wambamba, wathi kuye,
"Hawu, wena olokukholwa okuncinyane, uthandabuzelani na?"
Sebengenile emkolweni, umoya wathula. Abasemkolweni bamkhonza bathi,
"Bembala wena uyindodana kaNkulunkulu."
Kwathi sebewelile bafika elizweni laseGenesaretha. Esemazi amadoda akuleyo ndawo athumela ilizwi kulo lonke lelo lizwe, aletha kuye bonke abagulayo, bamncenga ukuba bathinte nje umphetho wengubo yakhe. Bonke abawuthintayo basiliswa. UMateyu, isahluko sechumi lanhlanu. Kwasekufika kuJesu abaFarisi lababhali bevela eJerusalema bathi,
"Kungani ukuba abafundi bakho baphule isiko labadala na? Ngoba kabagezi izandla nxa besidla."
Wabaphendula wathi,
"Lani ke kungani lisaphula umlayo kaNkulunkulu ngenxa yesiko lenu na? Ngoba uNkulunkulu walaya wathi, 'Hlonipha uyihlo lonyoko,' lokuthi okhuluma okubi ngoyise ingabe ngonina gafe lokufa. Kodwa lina lithi, 'Aluba umuntu esithi kuyise ingabe kunina, lokho obungasizwa yimi ngakho kungumnikelo.' Kakusaswelakalanga ukuba ahloniphe uyise ingabe unina. Ngalokho lenza ilizwi likaNkulunkulu libe yize ngenxa yesiko lenu. Lina bazenzisi, u-Isaya wazisa kuhle ngani esithi, Laba bantu bangidumisa ngemilomo yabo, kodwa inhliziyo yabo ikhatshana lami. Bangikhonza ngezi, befundisa izifundiso eziyimilayo yabantu.
Wasebiza abantu wathi kubo,
lalelani liqedisise. Kakusikho okungena emlonyeni okungcolisa umuntu, kodwa okuphuma emlonyeni yikho okungcolisa umuntu.
Abafundi bakhe basebesondela bathi kuye,
uyazi ukuthi abaFarisi bathe ukulizwa lelo lizwe bakhubeka na?
Waphendula wathi,
zonke izihlahlakazana ezingahlanyelwanga ngubaba wasezulwini ziza kusijula. Bayekeleni bangabakhokheli abayiziphofu. Alubana isiphofu sikhokhela isiphofu, ziza kuwela emgodini zombili.
UPetro wasesithi kuye,
sichasisele lumfanekiso.
Wathi,
kanti lani lisengabange lakuqedisisa na? Kaliboni ukuba konke okungena emlonyeni kuya esiswini kusuke kuphumele ngaphandle na? Kodwa okuphuma emlonyeni kuvela enhliziyweni, lokhu kuyamngcolisa umuntu. Ngoba enhliziyweni kuvela imicabango emibi, lokubulala, lobufebe, lokuphinga, lokweba, lokufakaza amanga, lokunyeya. Yizo lezo zinto ezimngcolisayo umuntu. Kodwa ukudla ngezandla ezingahlanjululwanga kakungcolisi muntu.
UJesu wasuka lapho waya elizweni laseTire leSidoni. Owesifazane waseKhanani wakhala kuye wathi,
Nkosi, ndodana kaDavida, akungihawukele, indodakazi yami ingenwe ngumoya omubi.
Kodwa kamphendulanga ngitsho langelizwi nje. Wasebesondela kuye abafundi bakhe, bamncenga bathi,
Mxotshe, ngoba uyasilandela ekhala.
Waphendula wathi,
kangithunywanga kwabanye, kuphela kuzo izimvu ezilahlekileyo zendlu yako Israyeli.
Kodwa owesifazana wasondela, waguqa phambi kwakhe wathi,
Nkosi, nisize.
UJesu waphendula wathi,
kakukuhle ukuthatha ukudla kwabantwana kuphoselwe ezinjeni.
Yena wathi,
yebo, Nkosi, kodwa lezinja ziyadla imvuthuluka ewa etafuleni yabaninizo.
UJesu wasempendula esithi,
Oh mama, kukhulu ukukholwa kwakho, kakube kuwe njengokufisa kwakho.
Indodakazi yakhe yasila kusukela kuleso sikhathi. UJesu wasuka lapho wadlula ngasolwandle lwaseGalili, wenyukela entabeni wahlala phansi khona. Kweza kuye amaxuku amakhulu leziqhuli lezingini leziphofu lezimungulu labanye abanengi ababeka ngasenyaweni zakhe wabasilisa. Baze bamangala abantu bebona izimungulu zikhuluma, lezingini zisilisiwe, leziqhuli zihamba, leziphofu zibona, bamdumisa uNkulunkulu ka-Israyeli. UJesu wasebabiza abafundi bakhe wathi,
ngiyalihawukela ixuku ngoba selilami insuku ezintathu lingelalutho lokudla. Kangithandi ukuba ngibadabulele belambile, funa baphelelwe ngamandla endleleni.
Abafundi bakhe bathi kuye,
siza kuzuza ngaphi lapha enkangala izinkwa ezinganela ukuba zisuthise ixuku elingaka na?
UJesu wathi kubo,
lilezinkwa ezingaki na?
Bathi,
eziyisikhombisa lenhlazana eziyingcosana.
Walaya ixuku ukuba lihlale phansi, wathatha izinkwa eziyisikhombisa lenhlanzi, esebongile wazihlephula wazinika abafundi bakhe. Labafundi bazinika ixuku, wonke badla, basutha, babutha imvuthuluka eseleyo, izitsha eziyisikhombisa zigcwele. Labo abadlayo babengamadoda azinkulungwane ezine ngaphandle kwabesifazane labantwana. Esedabulele ixuku wangena emkolweni waya emikhawulweni yasemagadana. UMathewu, isahluko sechumi lasithupha. AbaFarisi labaSadusi beza bacela kuye ukuba abatshengise isibonakaliso esivela ezulwini. Bemlinga, wabaphendula wathi,
kusihlwa lithi, lizakusa ngoba umkhathi ubomvu. Kuthi ekuseni lithi, lizakuna lamhla ngoba umkhathi ubomvu. Lithwele, liyakwazi ukuchasisa ukuma komkhathi, kodwa kalikwazi ukuchasisa izibonakaliso zezikhathi. Isizukulwana esibi lesifebayo sifuna isibonakaliso, kodwa kasikunikwa sibonakaliso kuphela isibonakaliso sikaJona.
Wabachiya wahamba. Sebefikile ngaphetsheya, abafundi babekhohliwe ukuphatha ukudla. UJesu wasesithi kibo,
"Qaphelani, lixwaye imvubelo yabaFarisi labaSadusi."
Bakhulumisana bodwa besithi,
"Kungoba singaphathanga ukudla."
UJesu ekwazi lokhu wathi,
"Lina elilokukholwa okuncinyane, kungani likhulumisana ngokuthi kalila kudla na? Kalikaqedisisi yini? Futhi kalikhumbuli izinkwa ezinhlanu zezinkulungwane ezinhlanu, lokuthi labutha izitsha ezingaki na? Lezinkwa zezinkulungwane ezine, lokuthi labutha izitsha ezingaki na? Kaliqedisisi ngani ukuthi bengingakhulumi lani ngesinkwa na? Kodwa xwayani imvubelo yabaFarisi labaSadusi."
Basebebona ukuthi kachongo ukuba baxwaye imvubelo yezinkwa, kodwa ukufundisa kwabaFarisi labaSadusi. Kwathi uJesu esefikile endaweni yaseKesariya Filipi, wababuza abafundi bakhe wathi,
"Abantu bathi indodana yomuntu ingubani na?"
Bathi,
"Abanye bathi nguJohane umbhaphathizi, labanye bathi ngu-Elija,
labanye bathi nguJeremiya ingabe omunye wabaprofeti."
Wathi kubo,
"Linake lithi ngingubani na?"
USimoni Petro waphendula wathi,
"UnguKristu indodana kaNkulunkulu ophilayo."
UJesu wamphendula wathi kuye,
"Ubusisiwe wena Simoni kaJona, ngoba inyama legazi kakukwambulelanga lokho, kodwa uBaba osezulwini. Lami ke ngithi kuwe, wena unguPetro okuyikuthi dwala. Phezu kwaleli dwala ngiza kulakha ibandla lami. Amasango endawo yabafileyo kawayi kulahlula. Ngiza kunika amakhiye ombuso wezulu. Lokho oza kukubopha emhlabeni kuza kuba kubotshiwe lasezulwini. Lalokho oza kukuthukulula emhlabeni kuza kuba kuthukululwe lasezulwini."
Wasebalayisisa abafundi ukuba bangatsheli muntu ukuthi nguye onguKristu. Kusukela kuleso sikhathi uJesu waqala ukubatshengisa abafundi bakhe ukuba umele ukuya eJerusalema, ahlutshwe kakhulu ngabadala labapristi abakhulu lababhali, abulawe, avuswe ngosuku lwesithathu. UPetro wamthatha waqala ukumkhalimela esithi,
"Kakungabi kuwe Nkosi, lokhu kakusoze kwenziwa kuwe."
Yena waphendula wathi kuPetro,
"Buyela emva kwami Satani, uyisikhubekiso kimi, ngoba kawucabangi ngezinto zikaNkulunkulu kodwa ngezabantu."
UJesu wasesithi kubafundi bakhe,
"Uba umuntu ethanda ukungilandela, ngazidele athathe isiphambano sakhe angilandele. Ngoba ilo lalo othanda ukusilisa ukuphila kwakhe kuzamlahlekela, kodwa olahlekelwa ukuphila kwakhe ngami uza kukufumana. Ngoba kuzamsizani umuntu ukuzuza umhlaba wonke alahlekelwe ukuphila kwakhe? Ingabe anganikani umuntu kube inhlawulo yokuphila kwakhe na? Ngoba indodana yomuntu iza kuza ngenkazimulo kayise kanye lezithunywa, kungkhona iza kuvuza ilola lo njengokwenza kwakhe. Ngiqinisile ngithi kini, bakhona abanye kwabemiyo lapha abangayikuzwa ukufa baze bayibone indodana yomuntu isiza embusweni wayo."
UMateyu isahluko sechumi lesikhombisa. Emva kwensuku eziyisithupha uJesu wathatha oPetro loJakobe loJohane umfowabo kaJakobe, wakhwela labo entabeni ende bebodwa. Waphenduka isimo phambi kwabo, ubuso bakhe bakhanya njengelanga, lengubo zakhe zabamhlophe njengokukhanya. Kwase kubonakala kibo uMose lo-Elija bekhuluma laye. Ngakho uPetro wathi kuJesu,
"Nkosi, kuhle uba sibe lapha. Uba uthanda ngizakwakha amadumba amathathu, elinye libe ngelakho, elinye libe ngelika Mose, lelinye libe ngelika Elija."
Kwathi esakhuluma, iyezi elikhanyayo laba sibekela, kwezwakala ilizwi eyezini lathi,
"Lo uyindodana yami ethandekayo, engithokoza ngayo, zwanini yona."
Kwathi sebekuzile lokho abafundi bawa phansi ngobuso babo, besaba kakhulu, kodwa uJesu wasondela, wabathinta, wathi,
"Sukumani, lingesabi."
Sebephakamisile amehlo abo kababonanga muntu, kuphela uJesu yedwa. Besehla entabeni uJesu wabalaya wathi,
"Lingatsheli muntu ngalo mbono ize ivuke kwabafileyo indodana yomuntu."
Abafundi bakhe bambuza bathi,
"Pho batsholoni ababhali ukuthi u-Elija ufanele ukufika kuqala na?"
Wabaphendula wathi,
"U-Elija uzafika impela, uza kubuyisela izinto zonke. Kodwa ngithi kini, u-Elija sewafika, kabamazanga, kodwa benza kuye lokho abakuthandayo. Kunjalo lendodana yomuntu iza kuhlutshwa yibo."
Abafundi basebeqedisisa ukuthi wakhuluma labo ngoJohane umbhaphathizi. Kwathi sebefikile exukwini, kweza kuye umuntu, waguqa phambi kwakhe wathi,
"Nkosi, akuhawukele indodana yami, ngoba ilesithuthwane, iyahlupheka kakhulu, ngoba iwele kanengi emlilweni, futhi kanengi lemanzini, ngiyilethe kubafundi bakho, kodwa behlulekile ukuyisilisa."
UJesu waphendula wathi,
"Oh, sizukulwana esingakholwayo lesonakeleyo, koze kube nini ngilani na? Koze kube nini ngilibekezelela na? Iletheni kimi."
UJesu wayikhalimela, umoya omubi waphuma kuyo. Umfana wasila kusukela kuleso sikhathi. Abafundi basebesiza kuJesu bebodwa bathi,
"Kungani sahlulekile ukukhupha na?"
Wathi kubo,
"Kungenxa yokukholwa kwenu okuncinyane. Ngoba ngiqinisile ngithi kini, aluba lilokukholwa okungangohlamvu lwemastade, liza kuthi kulintaba, suka lapha uye laphaya, iza kusuka. Kaliyikwahlulwa lutho. Kodwa lolu hlobo kaluphumi ngaphandle kokuba kube ngokukhuleka langokuzila ukudla."
Besahamba-hamba eGalili, uJesu wathi kibo,
"Indodana yomuntu iza kunikelwa ezandleni zabantu. Baza kuyibulala, kodwa ngosuku lwesithathu iza kuvuswa."
Badabuka kakhulu. Kwathi sebefikile eKhapenawume, abaqoqi bemali yetempeli beza kuPetro bathi,
"Umfundisi wenu uyayithela imali yetempeli na?"
Wathi,
"Yebo, uyayithela."
Esengenile endlini uJesu wakhuluma laye kuqala esithi,
"Uthini na, Simon? Amakhosi omhlaba amukela kubani imithelo? Kumadodana abo ingabe kwabezizwe na?"
UPetro wathi kuye,
"Kwabezizwe."
UJesu wathi kuye,
"Ngakho amadodana akhululekile. Kodwa ke ukuba singabakhubekisi, yana olwandle, uphose ingwegwe uthathe inhlanzi ebanjwe kuqala. Kuza kuthi usuvule umlomo wayo, uza kufumana imali, uyithathe ubanike, ibe ngumthelo wami lo wakho."
UMateyu, isahluko sechumi lesifica minwe mibili. Ngaleso sikhathi abafundi basondela kuJesu bathi,
"Ngubani omkhulu embusweni wezulu na?"
Wabiza umntwana, wamisa phakathi kwabo wathi,
"Ngiqinisile ngithi kini, uba lingaphenduki libe njengabantwana, kalisoze lingene embusweni wezulu. Ngakho lowo oza kuzithoba njengalomntwana, nguye omkhulu embusweni wezulu. Lowo owamukela abe munye umntwana onje ebizweni lami wamukela mina. Kodwa lowo okhubekisa omunye walaba abancinyane abakholwa kimi, kungakuhle kuye ukuba ilitshe lokuchola elikhulu lilengiswe entanyeni yakhe, achoniswe enzikini yolwandle. Maye kuwo umhlaba ngenxa yezikhubekiso, ngoba izikhubekiso zimele ukufika. Kodwa maye kulowo muntu esifika ngaye isikhubekiso. Uba isandla sakho sikukhubekisa, ingabe unyawo lwakho, kuqume, ukulahle. kungcono kuwe ukungena ekuphileni uyingini ingabe uyisiqhwala kulokuba uphoselo emlilweni ongapheliyo ulezandla ezimbili ingabe inyawo ezimbili uba ilihlo lakho likukhubekisa likhube kungcono kuwe ukungena ekuphileni ulelihlo lilinye kulokuba uphoselo esihogweni ulamehlo amabili khangelani lingadeleli omunye walaba abancinyane ngoba ngithi kini ezulwini izithunywa zabo zihlala zibona ubuso bukaBaba osezulwini ngoba indodana yomuntu ize ukusilisa okulahlekileyo lithini na uba umuntu elezimvu ezilikhulu kulahleke enye kuzo ngazitshiyi yini ezingamachumi aficamunwemunye lezificamunwemunye ezintabeni ahambe ukuyadinga elahlekileyo na uba eyifumana ngiqinisile ngithi kini uthokoza ngayo kakhulu kulangazo ezingamachumi aficamunwemunye lezificamunwemunye ezingalahlekanga kunjalo kayisiyo intando kayihlo osezulwini ukuba kubhubhe abe munye walaba abancinyane alubana umfoweni ekona hamba umsole lilodo uba ekuzwa umzuzile umfoweni kodwa uba engakuzwa thatha abe munye ingabe babe babili bahambe lawe ukuba wonke amazwi aqiniswa ngemilomo yabofakazi ababili ingabe abathathu alubana esala ukubezwa bona tshela ibandla uba esala ukuzwa lalo ibandla ngabe njengowezizwe lomthelisi kuwo ngiqinisile ngithi kini lokho eliza kukubopha emhlabeni kuza kuba kubotshiwe lasezulwini lalokho eliza kukukhulula emhlabeni kuza kuba kukhululwe lasezulwini futhi ngiqinisile ngithi kini uba ababili benu bevumelana emhlabeni loba ngaluphi ulutho abalucelayo baza kulenzelwa ngubaba osezulwini ngoba lapho ababili ingabe abathathu bebuthene khona ebizweni lami ngikhona lapho phakathi kwabo
uPetro wasesondela wathi kuye
Nkosi umfowethu uza kungonaka ngakhi ngimthethelela na kuze kubeka sikhombisa na
uJesu wathi kuye
Kangisho kuwe ukuthi kuze kube kasikhombisa. Kodwa ngithi kuze kube ngamachumi ayisikhombisa ephindwe kasikhombisa. Ngakho ke umbuso wezulu unjengomuntu oyinkosi owayethanda ukuba inceku zakhe zimlandisele ngemali yakhe. Kwathi eseqalile ukubala, kwalethwa kuye enye elomlando wamadola azinkulungwane ezinene. Kodwa njengoba yayingelalutho lokuhlawula, Inkosi yalaya ukuba ithengiswe lomngayo labantwana bayo lakho konke elakho kuhlawulwe ngakho leyo nceku yawa phansi yayincenga yathi ake ungibekezelele ngiza kukuhlawula konke inkosi yaleyo nceku yayihawukela yayikhulula yayiyekela umlando kodwa isaphuma leyo nceku yafumana omunye wabayizinceku kanye layo olomlando kuyo wamadola amalutshwane yambamba yamkhama yathi hlawula umlando wakho inceku leyo yawa phansi yayincenga yathi ake ungibekezelele ngiza kukuhlawula kodwa yona yala yasuka yayifaka entolongweni ize iwuhlawule lowo mlando ngakho ke abayizinceku kanye layo bekubona okwenzekileyo badabuka kakhulu Baya babikela inkosi yabo konke okwenzekileyo. Ngakho inkosi yayo yayibiza yathi kiyo, "Wena nceku embi, wonke lowo mlando ngakuyekelela ngoba wangincenga. Ngabe kawumhawukelanga yini omunye wabayizinceku kanye lawo, njengokuba lami ngakuhawukela wena na?" Inkosi yayo yathukuthela, yayinikela kubaphathi bentolongo ize ihlawule wonke umlando wayo. Uza kwenza njalo kini laye ubaba osezulwini uba lingathetheleli lo lalowo umfoweni ngenhliziyo zenu.
UMateyu isahluko sechumi lesificamunwe munye. Kwathi uJesu eseqedile lawo mazwi wasuka eGalili waya elizweni laseJudiya ngaphesheya kweJodani. Amaxuku amakhulu amlandela wawasilisa khona. Beza kuye abafarisi bamlinga besithi
Kuvunyelwe yini ukuba indoda ilahle umkayo loba ngaliphi icala na?
Wabaphendula wathi,
Kalibalanga yini ukuthi yena owabadabula ekuqaleni wabenza owesilisa lowesifazana na? Wathi ngenxa yalokhu umuntu uza kuthiya uyise lonina, anamathele kumkakhe, labo ababili baza kuba nyamanye. Ngakho kaba sebabili, kodwa sebenyamanye. Ngakho ke lokho uNkulunkulu akuhlanganisileyo, kakungahlukaniswa ngumuntu.
Bathi kuye,
Pho, uMose walayelani ukuba kunikwe incwadi yesahlukaniso, alahlwe na?
Wathi kibo,
Ngenxa yobulukhuni benhliziyo yenu, uMose walivumela ukwahlukana labo omngeno. Kodwa kusukela ekuqaleni kwakungenjalo. Ngithi kini, lo olahla umkakhe, kungesikho ngenxa yokufeba, athathe omunye uyafeba.
Abafundi bathi kuye,
Uba kunjalo ngomuntu lomkakhe, kakukuhle ukuthathana.
Kodwa wathi kibo,
Kakusibo bonke abangalamukela leli lizwe, kuphela bona abakunikiweyo, ngoba kukhona abathenwa abazalwa benjalo, kusukela eziswini zabonina. Kukhona abanye abathenwa ngokuthenwa ngabantu. Kukhona futhi abathenwa abazithenileyo ngenxa yombuso wezulu. Lo ongakwamukela lokho, kakwamukele.
Kwalethwa kuye abantwana ukuba abeke izandla zakhe phezu kwabo. Akhuleke. Kodwa abafundi babakhalimela, kodwa uJesu wathi,
Vumelani abantwana beze kimi, ingabanqabele, ngoba umbuso wezulu ungowabanje.
Wabeka izandla zakhe phezu kwabo, wasuka lapho. Kwasekufika kuye omunye, wathi,
Fundisi, ngiza kwenza ulutho bani olulungileyo ukuba ngibe lokuphila okungapheliyo na?
Wathi kuye,
Ungibuzelani ngokulungileyo na? Munye kuphela olungileyo. Kodwa uba uthanda ukungena ekuphileni, gcina imilayo.
Wathi kuye,
Yiphi na?
UJesu wathi,
Ungabulali, ungafebi, ungebi, ungafakazi amanga. Hlonipha uyihlo lonyoko, njalo othanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena.
Insizwa yathi kuye,
Konke lokhu ngikugcinile, ngisaswelani.
UJesu wathi kuyo,
Uba uthanda ukuphelela, hamba uthengise impahla yakho, ubaphe abayanga, mkhona uzakuba lenotho ezulwini, uze ungilandele.
Kodwa isizwile leli lizwi insizwa yasuka idanile, ngoba yayilenotho enengi. UJesu wasesithi kubafundi bakhe,
Ngiqinisile ngithi kini, Onothileyo uza kungena ngokulukhuni embusweni wezulu. Futhi ngithi kini, kulula ukuba ikamela lingene ngentunja yosungulo kulokuba umuntu onothileyo angene embusweni wezulu.
Sebezwile lokho abafundi bakhe bamangala kakhulu, bathi,
Pho, kungasiliswa bani na?
Kodwa uJesu wabakhangela wathi,
Kubantu kakulakwenzeka, kodwa kuNkulunkulu zonke izinto zingenzeka.
UPetro wasekhuluma esithi kuye,
Khangela, thina sichiye konke sakulandela. Pho siza kuzuzani na?
UJesu wathi kubo,
Ngiqinisile ngithi kini, lina elingilandeleyo elizweni elizayo, lapho indodana yomuntu isihlezi esihlalweni sobukhosi bayo, lani liza kuhlala ezihlalweni zobukhosi ezilishumi lambili. Lithonisise izizwe ezilishumi lambili zako Israyeli. Lalo ochiye izindlu, labafowabo, lodadewabo, loyise, lonina, labantwana, ingabe amasimu, ngenxa yebizo lami, uza kwamukeliswa ngekhulu, adle ilifa lokuphila okungapheliyo. Kodwa abanengi abokuqala baza kuba ngabokugcina, labokugcina babe ngabokuqala.
UMateyu Isahluko semachuma amabili.
Umbuso wezulu ufana lomnunzana owaphuma ekuseni ukuqhatsha izisebenzi ziye esivinini sakhe. Esevumelene lezisebenzi ngemadlana yosuku, wazithumela esivinini sakhe. Waphuma ngehour yesificamunwemunye ekuseni, wabona abanye bemi emdangeni bengelamsebenzi. Lakubo wathi, yanini lani esivinini, lokho okufaneleyo ngizakulinika khona, bahamba ke. Wabuya waphuma emini lange awa yesithathu ntambama, wenza njalo. Nge awa yesihlanu ntambama waphuma, wafumana abanye bemi, wathi kibo, limeleni lapha usuku lonke lingenzi lutho na. Bathi kuye, ngoba kasiqhatshwanga muntu. Wathi kubo, yanini lani esivinini. Kwathi selitshonile, umnini sivini wathi enduneni yakhe, biza izisebenzi, uzikhokhele imali yazo. Uqale ngezokucina, ucine ngezokuqala. Kuthe befika abaqhatshwa ngeawa yesihlanu ntambama, ilowo lalowo wamukela imadlana nje. Sebezile abokuqala bathi bazabo wamukela okungaphezulu, kodwa labo bamukela imadlana enjalo. Kwathi beyamukela bamsola umnuzana, bathi labo abokucina basebenze iawa yanye nje, ubalinganise lathi esithole ubunzima bobusuku lesifudumezi selanga. Waphendula wathi komunye wabo, mngane, angikoni, kanti kalivumelananga lami ngemadlana leyo na. Thatha okwakho uhambe, ngiyathanda ukumnika lo okucina njengawe. Angivunyelwa yini ukwenza engikuthandayo ngezinto zami na? Ulomona ngokuphana kwami na? Kunjalo ke abokucina baza kuba ngabokuqala, labokuqala babe ngabokucina.
Kwathi uJesu eseza kwenyukela eJerusalema, wathatha abalitshumi lambili wahamba labo bodwa. Besesendleleni wathi kibo,
khangelani, siyenyukela eJerusalema. Indodana yomuntu iza kunikelwa kubapristi abakhulu lakubabhali. Baza kuyigwebela ukufa, bayinikele kwabezizwe ukuba iyangiswe, ichaywe, ibethelwe. Kodwa ngosuku lwesithathu iza kuvuswa ekufeni.
Kweza kuye unina wamadodana kaZebhediya kanye lamadodana akhe, waguqa phambi kwakhe, wacela ulutho kuye. UJesu wathi kuye,
ufunani na?
Wathi kuye,
tshono ukuba lamadodana ami amabili ahlale, enye ngakwesokunene sakho, lenye ngakwesokhohlo sakho embusweni wakho.
Kodwa uJesu waphendula wathi,
kalikwazi elikucelayo, linganatha yini inkezo engiza kuyinatha na?
Wathi kuye,
singakwenza.
Wathi kibo,
impela liza kuyinatha inkezo yami, kodwa ukuhlala ngakwesokunene sami langakwesokhohlo sami kayisikho kwami ukuphana ngakho, kodwa kungokwalabo abakulungiselelweyo ngubaba.
Kwathi sebekuzile lokhu abalitshumi, bazithukuthelela izelamani ezimbili, kodwa uJesu wababiza wathi,
liyazi ukuthi ababusi bezizwe bazibusa ngokulukhuni, lezikhulu zabo zisebenzisa amandla phezu kwazo. Kakunjalo phakathi kwenu, kodwa yilowo othanda ukuba ngomkhulu phakathi kwenu ngabe ngumfokazi wenu, lalowo othanda ukuba ngokuqala phakathi kwenu ngabe yinceku yenu. Njengalokhu indodana yomuntu kayizanga ukukhonzwa, kodwa ukukhonza lokunika ukuphila kwayo kube lihlawulo labanengi.
Kwathi bephuma eJericho, ixuku elikhulu lamlandela. Iziphofu ezimbili zazihlezi ngasendleleni, sezizwile ukuthi uJesu uyadlula, zamemeza zathi,
Nkosi, Ndodana kaDavida, sihawukele.
Ixuku lazikhuza ukuba zithule, kodwa zamemeza kakhulu zisithi,
Nkosi, Ndodana kaDavida, sihawukele.
UJesu wasesima, wazibiza wathi,
lifuna ukuba ngilenzeleni na?
Zathi kuye,
Nkosi, sifuna ukuba amehlo ethu avuleke.
UJesu wazihawukela, wathinta amehlo azo, zasezibona masinyane zamlandela. UMathewu, isahluko samatshumi amabili lanye. Kwathi ukuba basondele eJerusalema sebefikile eBetfage, ngasentabeni ethiwa iOliveti, uJesu wathuma abafundi ababili wathi kubo,
hambani liye emzini okhangelene lani. Lizahle libone ubabhemi ekhulekiwe lethole lilaye. Libakhulule, libalethe kimi. Uba umuntu esitsho ulutho kini, lizakuthi inkosi iyabafuna. Iza kubabuyisa masinyane.
Lokhu kwenzeka kuba kugcwaliseke okwakhulunywa ngumprofeti ukuthi
tshonini kuziyoni ukuthi khangela inkosi yakho iyeza kuwe imnene ikhwele ubabhemi lethole inkonyane kababhemi.
Abafundi bahamba benza njengalokhu uJesu wayebalayile, baletha ubabhemi lethole, babeka ingubo zabo phezu kwabo, wakhwela. Inengi lecuku lendlala ingubo zalo endleleni, labanye bagamula ingatsha zezihlahla bazandala endleleni. Amaxuku ayihamba ngaphambili lababelandela bamemeza bathi, Hosana kuyo indodana kaDavida, ubusisiwe ozayo ebizweni leNkosi, Hosana kweliphezulu. Esengenile eJerusalema, umuzi wonke wanyakazela wathi,
Ngubani lo?
Amaxuku athi,
Lo nguJesu umprofethi waseNazaretha elaseGalile.
UJesu wasengena ethempelini, wabaxotsha bonke ababethengisa lababethenga ethempelini, wagenqula amatafula ababetshintshelana imali lezihlalo zalabo ababethengisa inkwilimba, wathi kubo,
Kulotshiwe ukuthi indlu yami iza kubizwa ngokuthi yindlu yokukhuleka, kodwa lina seliyenza ubhalo lwababhali.
Kwafika kuye iziphofu leziqhuli ethempelini wazisilisa, kodwa abapristi lababhali sebebonile izimangaliso azenzayo, labantwana bememeza ethempelini besithi,
Hosana kuye indodana kaDavide.
Bathukuthela bathi kuye,
Uyakuzwa lokhu abakutshoyo laba na?
UJesu wathi kubo,
Yebo, kalifundanga yini ukuthi emlonyeni wezingane lowabamunyayo uvezile ukudumisa okupheleleyo?
Wabachiya waphuma emzini waya eBethani walala khona. Kwathi esabuyela emzini ekuseni walamba, ebona umkhiwa ngasendleleni wasondela kuwo, kafumananga lutho kuwo kodwa amahlamvu wodwa, wathi kuwo,
Kakungabe kusavela isithelo kuwe lanini?
Umkhiwa wabuna khona lapho, kwathi sebekuboni lokhu abafundi bakhe bamangala bathi,
Umkhiwa ubune kanjani masinyane na?
UJesu wabaphendula wathi,
Ngiqinisile ngithi kini, uba lilokukholwa lingathandabuza, kaliyikwenza lokhu okomkhiwa kuphela, kodwa loba lithi kulintaba, Quphuka, uphoseke olwandle, kuzakwenzeka. Ngakho ke elikucelayo ngokukhuleka likholwa, lizakukwamukeliswa.
Kwathi esengenile ethempelini, abapristi abakhulu labadala besizwe basondela kuye esafundisa bathi,
Izinto lezi uzenza ngawapi amandla? Ngubani okunike lamandla na?
UJesu wabaphendula wathi,
Lami ngiza kulibuza umbuzo ube munye. Uba lingitshela lokho, lami ngiza kulitshela ukuthi ngenza lezi zinto ngawapi amandla. Ubhaphathizo lukaJohane lwavela ngapi? Ezulwini ingabe ebantwini na?
Bakhulumisana besithi,
Uba sisithi ezulwini, uza kuthi kithi, Pho, kalikholwanga kuye ngani na? Kodwa uba sisithi ebantwini, siyesaba ixuku, ngoba bonke bathi uJohane ungumprofeti.
Basebempendula uJesu bathi,
Kasazi.
Wathi kubo,
Lami kangilitsheli ukuthi ngenza lezi zinto ngawapi amandla. Lithini na? Umuntu wayelamadodana amabili. Waya kweyokuqala wathi, Mntanami, hamba uyesebenza namhla esivinini. Yaphendula yathi, Angithandi. Kodwa emva kwalokho yaphenduka yahamba. Waya kweyesibili watsho njalo. Yona yaphendula yathi, Ngiyahamba Nkosi, kodwa kayiyanga. Yiphi kulawo amabili eyenza intando kayise na?
Bathi kuye,
Eyokuqala.
UJesu wathi kubo,
Ngiqinisile ngithi kini, abathelisi lezifebe bayangena embusweni kaNkulunkulu phambi kwenu. Ngoba uJohane wafika kini ngendlela yokulunga, kalikholwanga kuye. Kodwa abathelisi lezifebe bakholwa kuye. Kodwa lina lanxa selikubonile, kaliphendukanga emva kwalokho ukuba likholwe kuye. Zwanini omunye umfanekiso. Kwakukhona umnunzana owahlanyela isivini, wasibiyela ngothango, wemba isikhamelo, wakha idumba, wasiqhatshisa kubalimi, waya kwelinye ilizwe. Kwathi sekusondele isikhathi sezithelo, wathuma inceku zakhe kubalimi ukuze zamukele izithelo zakhe. Abalimi bazibamba inceku zakhe, enye bayitshaya, enye bayibulala, enye bayikhanda ngamatshe. Wabuya wathuma ezinye inceku ezinengi kulezo kuqala, benze njalo lakulezo. Ekugcineni wathumela indodana yakhe kibo esithi, baza kuyihlonipha indodana yami. Kodwa abalimi sebeyibonile indodana, bakhulumisana bathi, le yindlalifa, wozani siyibulale, lifa libe ngelethu. Bayibamba, bayiphosela ngaphandle kwesivini, bayibulala. Pho ke mhla kufika umnini sivini, uzabenza njani abalimi labo na?
Bathi kuye, uza kubabulala kubi labo ababi, lesivini sakhe sinikwe abanye abalimi abaza kumnika izithelo ngezikhathi zazo. UJesu wathi kibo,
kalifundanga yini emibhalweni ukuthi ilitshe elaliwayo ngabakhi yilo eseliyinhloko yengonzi? Lokhu kwenziwe yiNkosi, kuyamangalisa emehlweni ethu. Ngakho-ke ngithi kini, liza kwamukwa umbuso kaNkulunkulu unikwe isizwe esiza kuthela izithelo zawo. Lowo owela phezu kwaleli litshe uza kuphahlazeka, kodwa ilowo lalowo eliwela phezu kwakhe liza kumchoboza.
Kwathi abapristi abakhulu labafarisi sebezwile imifanekiso yakhe, bazi ukuthi ubekhuluma ngabo, basebefuna ukumbamba, kodwa besaba amaxuku ngoba ayesithi ungumprofeti. UMathewu isahluko samachumi amabili lambili. UJesu wabuya wakhuluma labo ngemfanekiso wathi,
umbuso wezulu unjengomuntu oyinkosi owenzela indodana yakhe idili lomthimba. Wathuma inceku zakhe ukuba zibize abamenyiweyo emthimbeni, kodwa kabavumanga ukuza. Wabuya wathuma ezinye inceku wathi, tshonini kwabamenyiweyo ukuthi, khangelani, sengilungisile ukudla kwami, inkabi zami lokunonileyo sekuhlatshiwe, konke sekulungile, wozani emthimbeni. Kodwa kabananzanga, bazihambela, omunye waya ensimini yakhe, omunye waya ekuthengeni kwakhe. Abaseleyo bazibamba inceku zakhe, baziphatha kubi, bazibulala. INkosi yathukuthela, yathuma amabutho ayo, yabulala labo babulale, yatshisa umuzi wabo. Yasisithi encekwini zayo, umthimba usulungiselelwe, kodwa abamenyiweyo kabafanelanga. Ngakho-ke hambani liye ekuhlanganeni kwezindlela, libizele emthimbeni bonke elingabafumana. Lezo zinceku zaphuma zaya ezindleleni, zabutha bonke ezabafumanayo, ababi labalungileyo. Indlu yomthimba yagcwala abahleziyo ekudleni. INkosi yangena ukukhangela abahleziyo ekudleni, yabona khona umuntu owayengayembethe ingubo yomthimba. Yathi kuye, mngane, ungene kanjani lapha ungayambathanga ingubo yomthimba na? Kodwa yena wathula. Ngakho INkosi yathi ezincekwini, mbopheni inyawo lezandla, limphosele emnyameni ongaphandle, lapho kuza kuba khona ukukhala lokugedla amazinyo, ngoba banengi ababizweyo, kodwa bayingcosana abakhethiweyo.
AbaFarisi basuka bacebisana ngokuba bangamthiya kanjani ekukhulumeni. Bathumela kuye abafundi babo kanye labakaHerodi bathi,
Mfundisi, siyazi ukuthi wena uqotho, ufundisa indlela kaNkulunkulu ngeqiniso. Kawukhathali ngomuntu, ngoba kawunanzi isimo somuntu. Ngakho sitshele wena uthini, kuvunyelwe yini ukuthela kuKhesari ingabe atshi?
Kodwa uJesu ebazi ububi babo wathi,
bazenzise lingilingelani na nitshengisani imali yokuthela
bamtshengisa imali wathi kibo
ngokabani lumfanekiso lalumbhalo na
bathi
ngokaKhesari
wathi kibo
ngakho ke mnikeni uKhesari izinto zikaKhesari loNkulunkulu izinto zikaNkulunkulu
sebezwile lokho bamangala bamchiya bahamba Ngalolo suku kweza kuye abasadusi abathi kakukho ukuvuka kwabafileyo bambuza bathi
Fundisi uMosi wathi uba umuntu esifa engelabantwana umfo wabo kamngene umkakhe amvusele umfo wabo inzalo kwakukhona phakathi kwethu izelamani ezisikhombisa okuqala wathatha umfazi wafa engelanzalo wajiya umkakhe kumfo wabo kwaba njalo lowesibili lowesithathu kwaze kwaba kwesikhombisa emva kwabo bonke wafa umfazi pho ekuvukeni kwabafileyo uza kuba ngumkabani kwaba isikhombisa lokhu bonke babelaye na
uJesu wabaphendula wathi
Lituhile ngoba kaliyazi imibhalo lamandla kaNkuluNkulu. Ngoba ekuvukeni kwabafileyo kabathathani kabe ndizo. Kodwa banjengezithunywa zasezulwini. Kodwa mayelana lokuvuka kwabafileyo kalifundanga yini okwakhulunywa kini nguNkuluNkulu esithi nguNkuluNkulu kaAbraham, loNkuluNkulu kaIsa, loNkuluNkulu kaJakobe na kasuye uNkuluNkulu wabafileyo kodwa ngowabaphilayo.
Kwathi amaxuku ekuzwa lokhu amangala ngokufundisa kwakhe. AbaFarisi sebezwile ukuthi uJesu bathulisile abasadusi, babuthana omunye wabo isazumlayo wambuza emlinga wathi,
"Mfundisi, yiwuphi umlayo omkhulu emilayweni na?"
UJesu wathi kuye,
"Wothanda iNkosi uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke." Langomoya wakho wonke nangengqondo yakho yonke yiwo lowo umlayo omkhulu lo wokuqala owesibili ufana lawo uthi wothanda umakhelwane wakho njengalokho uzithanda wena kuleyo umlayo emibili kumisiwe umlayo wonke labaprofeti
sebebuthene abafarisi uJesu wababuza wathi
lithini ngoKristu na uyindodana kabani na
bathi kuye
eka Davida
Wathi kibo
Pho uDavida washo kanjani ngomoya ukuthi inkosi esithi inkosi yathi enkosini yami hlala ngakwesokunene sami ngize ngibeke izitha zakho ngaphansi kwenyawo zakho ngakho ke uba uDavida embiza ngokuthi uyinkosi uyindodana yakhe kanjani na
kwakungekho ongamphendula emva kwalolu suku Kakwabe kusaba khona umuntu olesibindi sokumbuza. UMateyu, isahluko samachumi amabili lantathu. UJesu wakhuluma emaxukwini lakubafundi bakhe, wathi,
Ababhali labafarisi bahlezi esihlalweni sikaMose. Ngakho ke konke abalitshela khona, kwenzeni, likugcine, kodwa lingenzi njengemsebenzi yabo. Ngoba bayakhuluma, bengenzi. Bayabopha imithwalo enzima bayibeke emahlombe abantu kodwa bona kabavumi ukuyisusa ngomunwe wabo imisebenzi yabo yonke bayenza ukuba babonwe ngabantu ngoba benza izicwatsho zabo zokukhuleka zibe banzi lentshaka zengubo zabo zibe zinkulu bathanda indawo eziphakemeyo ekudleni lezihlalo ezingaphambili emasinagogeni nokubingelelwa emdangeni lokubizwa ngabantu ngokuthi rabbi kodwa lina kalingabizwa ngokuthi rabbi ngoba munye ongumfundisi wenu lina lonke lingabazalwane lingabizi umuntu emhlabeni ngokuthi nguyihlo ngoba munye onguyihlo osezulwini kalingabizwa ngokuthi lingabafundisi ngoba munye ongumfundisi wenu uKristu kodwa lo omkhulu kini kabe ngumfokazi wenu lo oziphakamisayo uza kuthotshiswa lalo ozithobayo uza kuphakanyiswa maye kini babhali labafarisi bazenzise ngoba livalela abantu umbuso wezulu ngoba kalingeni lina labangenayo kalibavumele ukuba bangene. Maye kini babhali labafarisi bazenzisi ngoba lidla izindlu zabafelokazi. La ngokuzenzisa lenza imikhuleko emide. Ngakho ke liza kwamkeliswa ukulahlwa okukhulu. Maye kini babhali labafarisi bazenzisi ngoba lidabula ulwandle lomhlaba wonke ukuba liphendule abe munye owabezizwe. Kuthi nxa selimphendule limenze indodana yesihogo ngokuphindiweyo kulani. Maye kini baholi abayiziphofu ngoba lithi ofunga itempeli kanani kodwa ofunga igolide letempeli uzibophile ngesifungo sakhe. Zithutha eziziphofu, kambe kuyikuphi okukhulu, igolide ingabe itempeli elenza igolide libe ngcwele na? Futhi lithi ofunga i-altare kanani kodwa ofunga umnikelo ophezu kwalo uzibophile ngesifungo sakhe. Ziphofu, yikuphi okukhulu, umnikelo ingabe i-altare elenza umnikelo ube ngcwele na? Ngakho ke ofunga i-altare ufunga lona lakho konke okuphezu kwalo. Lofunga itempeli ufunga lona laye ohlala kulo. Lofunga izulu ufunga isihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu laye ohlala phezu kwazo. Maye kini babhali labafarisi bazenzisi ngoba lithela okwechumi kwemfe lolude lamakomane liyekele izinto ezinkulu zomlayo ukulunga lesihawu lokuthembeka. Belifanele ukukwenza lokho lingakuyekeli lalokho. Bakokheli abayiziphofu, likhetha umnyane kodwa liginye ikamela. Maye kini babhali labafarisi bazenzisi ngoba lihlambulula ingaphandle yenkezo leyomgani kodwa ingaphakathi igcwele ubuhwaba lokuphanga. Mfarisi ndini oyiziphofu, hlambulula kuqala ingaphakathi yenkezo ukuze ihlambuluke lengaphandle yayo. Maye kini babhali labafarisi bazenzisi ngoba lifana lamaliba aconjiweyo abonakala emahle ngaphandle kanti ngaphakathi agcwele amathambo abafileyo nokungcola konke. Kunjalo lani ngaphandle libonakala ebantwini lilungile kanti ngaphakathi ligcwele ukuzenzisa lokubi. Maye kini babhali labafarisi bazenzisi ngoba lakha amaliba abaprofeti licecise amaliba abalungileyo lithi uba besikhona ensukwini zabokhokho bethu besingayikuhlanganyela labo egazini labaprofeti. Kunjalo liyazifakazela lina ukuthi lingamadodana alabo ababulala abaprofeti. Sukani qedisani okwaqaliswa ngokhokho bethu. Lina zinyoka nzalo yamabululu liza kukuphepha kanjani ukulahla kwasesihogweni na? Ngakho ke khangelani, ngithuma kini abaprofeti labahlakaniphileyo lababhali, abanye babo liza kubabulala libabethele, abanye liza kubatshaya emasinagogeni enu libaxotshe imizi ngemizi ukuba kwehlele phezu kwenu igazi lonke elingelacala elachithwa emhlabeni kusukela egazini lika-Abela olungileyo kuze kufike egazini likaZekhariya indodana kaBarakiya elambulala phakathi kwethempeli le-altara. Ngiqinisile ngithi kini, zonke lezi zinto ziza kwehlela phezu kwalesi sizukulwana. Hawu Jerusalem, wena obulala abaprofeti, obakhanda ngamatshe labo abathunyiwe kuwe, bengithanda kangaka ukubuthela ndawonye abantwana bakho njengesikhukhukazi sibuthela amatsiyane aso ngaphansi kwamaphiko aso, kodwa kalivumanga. Khangelani, indlu yenu isele ilunxiwe. Ngoba ngithi kini, kalisoze la ngibona futhi kuze kufike isikhathi sokuba lithi obusisiwe ozayo ebizweni leNkosi.
UMathewu, isahluko samachumi amabili lane. Kwathi uJesu ephuma ethempelini esehamba, kwasondela abafundi bakhe ukumtshengisa izakhiwo zethempeli. Wabaphendula wathi,
liyazibona zonke lezi zinto na? Ngiqinisile ngithi kini, kakuyi kusala lapha ilitshe elilodwa phezu kwelinye elingayikudilizelwa phansi.
Kwathi esehlezi entabeni ethiwa i-Oliveti, abafundi beza kuye bebodwa bathi,
Sitshele ukuthi lokhu kuza kuba njalo nini. Isibonakaliso sokuza kwakho lesokuphela kwesikhathi siza kuba yini?
UJesu wabaphendula wathi,
Qaphelani lingaduhiswa muntu, ngoba abanengi baza kuza ngebizo lami besithi, mina nginguKristu, baduhise abanengi. Liza kuzwa ngezimpi, lamahungahunga ezimpi. Khangelani lingeduki, ngoba lokhu kufanele kwenzeke, kodwa ukuphela kuzabe kungakafiki. Ngoba isizwe siza kuvukela isizwe, lombuso uvukele umbuso, kube khona indlala lokuzamazama komhlaba indawo ngendawo. Zonke lezi zinto ziyikuqala komhelo wesikhathi esizayo. Lapho ke baza kulinikela ekuhluphekeni, balibulale, liza kuzonda izizwe zonke ngenxa yebizo lami. Abanengi baza kukhubeka, banikelane, bazondane. Kuza kuvela abaprofeti bamanga abanengi, baduhise abanengi. Ngenxa yokwanda kokubi, kuza kuphola uthando lwabanengi. Kodwa ophikelelayo kuze kube sekupheleni, nguye oza kusiliswa. Leli vangeli lombuso liza kutshunyayelwa emhlabeni wonke, kube yibufakazi ezizweni zonke, andubana kufike ukuphela. Ngakho nxa libona amanyala encithakalo, akhulunywa nguDaniel, umprofeti, emi endaweni engcwele, ofundayo kaqedisise. Labo abaseJudiya kababalekele ezintabeni, ophezu kwendlu angehli ukuthatha izinto ezisendlini yakhe, losemasimini angabuyeli emuva ukuyathatha ingubo yakhe. Maye kwabakhulelweyo labamunyisayo ngalezo nsuku, khulekani ukuba ukubaleka kwenu kungabi sebusika loba ngesabatha, ngoba ngaleso sikhathi kuza kuba khona ukuhlupheka okukhulu okungazanga kube khona kusukela ekuqaleni komhlaba kuze kube khathesi lo ungasayi kuba khona. Uba lezo nsuku bezingafinyezwanga bekungesiliswe muntu, kodwa lezo nsuku ziza kufinyezwa ngenxa yabakhethiweyo. Ngakho kwenxa umuntu esithi kimi, khangelani nangu uKristu, loba esithi nangu ya, lingakholwa. Ngoba kuza kuvela oKristu bamanga labaprofeti bamanga, benze izibonakaliso ezinkulu lezimangaliso, ukuze kuthi nxa kungenzeka baduhise labakhethiweyo. Khangelani, sengilitshelile ngaphambili. Ngakho ke uba besithi kini, khangelani usenkangala, lingaphumi. Loba besithi khangelani usendlini, lingakholwa. Ngoba njengalokhu umbane ubaneka empumalanga, ukhanye uze ubonakale entshonalanga, kuza kuba njalo ufika kwendodana yomuntu. Loba kungaphi lapho kukhona isidumbu, kulapho amanqe aza kubuthana khona. Masinyane emva kokuhlupheka kwalezo nsuku, ilanga liza kufiphala, lenyanga kayiyi kukhanya, lenkanyezi ziza kuwa ezulwini, lamandla ezulu aza kuzanyazanyiswa. Kungkhona ke kuza kubonakala ezulwini isibonakaliso sendodana yomuntu. Zikhale zonke izizwe zomhlaba, zibone indodana yomuntu isiza emayezini ezulu, ilamandla lenkazimulo enkulu. Iza kuthuma izithunywa zayo ngokukhala okukhulu kokhona, ziqoqe abakhethiweyo bayo emimoyeni emibi, kusukela emkhawulweni omunye wezulu kuze kube komunye. Fundani umfanekiso emphiweni. Nxa ugatsha lwawo selubuthakathaka, luhlume amahlamvu, liyazi ukuba ihlobo seliseduze. Kunjalo lani, nxa libona lezi zinto zonke, yazini ukuba sekuseduze, sekusemnyama. Ngiqinisile ngithi kini, lesi sizukulwana kasiyikudlula zingakenzeki izinto zonke lezi. Izulu lomhlaba kuza kudlula, kodwa amazwi ami kawayi kudlula. Kodwa lolo suku laleso sikhathi kakho umuntu owaziyo ngaso, kanye lezithunywa zasezulwini, le ndodana ngaphandle kukaBaba kuphela. Ngoba njengasensukwini zikaNowa, kuza kuba njalo ukufika kwendodana yomuntu. Ngoba ngalezo nsuku ezazingaphambili kukazamcolo babesidla, benatha, bethatha, besendizwa, kwaze kwafika usuku uNowa angena ngalo emkolweni. Babengazi kwaze kwafika uzamcolo wabakhukhula bonke, kuza kuba njalo ukufika kwendodana yomuntu. Ngaleso sikhathi kuza kuba khona ababili ensimini. Omunye uzasuswa, omunye achiwe. Kuza kuthi abesifazana ababili bechola elitsheni. Omunye asuswa, omunye achiwe. Ngakho lindani, ngoba kalazi ukuthi inkosi yenu iza kufika ngaluphi usuku. Kodwa yazini lokhu kokuthi uba umnuzana ebesazi isikhathi isela elizafika ngaso ubeza kulinda angavumi ukuba indlu yakhe ifohlele. Ngakho ke lani ke hlalani lilungile, ngoba indodana yomuntu iza kuza ngesikhathi elingasilindelanga. Pho ngubani umphathi wezinceku othembekileyo lohlakaniphileyo inkosi yakhe embeke phezu kwabendlu yayo ukuba abanike ukudla ngesikhathi esifaneleyo na? Ibusisiwe leyo nceku okuza kuthi inkosi yayo nxa ifika ifumane isenza njalo. Ngiqinisile ngithi kini, iza kuyibeka phezu kwakho konke elakho. Kodwa nxa leyo nceku embi icabanga isithi inkosi yami ilibele, ibisiqala ukuhlupha abayizinceku kanye layo, idle inathe lezidakwa, inkosi yaleyo nceku iza kufika ngosuku engayilindele ngalo, langesikhathi engasaziyo. Iza kuyiqumaquma, iyabele labazenzisi. Kuza kuba khona lapho ukukhala lokugedla amazinyo.
UMathewu, isahluko samachumi amabili lanhlanu.
Ngakho ke umbuso wezulu uza kufaniswa lentombi ezilichumi ezathatha izibane zazo zaphuma ukuhlangabeza umyeni. Ezinhlanu zazo zaziyizithutha, lezinhlanu zazihlakaniphile, ngoba eziyizithutha zathatha izibane zazo kazazi zaphatha amafutha, kodwa ezihlakaniphileyo zaphatha amafutha ezitsheni kanye lezibane zazo. Kwathi umyeni esephuzile zawozela zonke zalala ubuthongo. Kodwa phakathi kobusuku kwamenyezwa kwathiwa, khangelani nangu umnyene, phumani liye mhlangabeze. Zasezivuka lezo ntombi zonke zalungisa izibane zazo. Eziyizithutha zathi kwezihlakaniphileyo, sipheni amanye amafutha enu ngoba izibane zethu ziyacima. Kodwa ezihlakaniphileyo zaphendula zathi, aji, funa angasaneli thina kanye lani, kungcono ukuba lihambe liye kwabathengisayo lizithengele. Kwathi zisaya ukuthenga, wafika umnyeni. Ezase zilungele ukungena zangena laye emthimbeni, kwavalwa umnyango. Emva kwalokho zafika lezinye intombi zathi, Nkosi, Nkosi, sivulele. Kodwa yena waphendula wathi, ngiqinisile ngithi kini, angilazi lina. Ngakho ke lindani, ngoba kalilwazi usuku lesikhathi. Ngoba kunjengomuntu owahambela kwelinye ilizwe, wabiza inceku zakhe, wazinika impahla yakhe. Enye wayinika amadola angamakhulu amahlanu, enye amadola angamakhulu amabili, lenye amadola alikhulu. Kwaba yileyo laleyo njengamandla ayo. Wasuka ke wahamba. Leyo eyayamukele amadola angamakhulu amahlanu yasuka masinyane yasebenza ngawo, yazuza amanye amadola angamakhulu amahlanu. Ngokunjalo eyayamukele amadola angamakhulu amabili yazuza amanye amakhulu amabili. Kodwa leyo eyayamukele amadola alikhulu yasuka yahamba emhlabathini yayifihla imali yenkosi yayo. Emva kwesikhathi eside inkosi yalezo zinceku yafika ukuba ziyilandisele. Kweza eyayamukele amadola angamakhulu amahlanu, yaletha amanye amakhulu amahlanu. Yathi, Nkosi, wanginika amadola angamakhulu amahlanu. Khangela, ngizuzile amanye amakhulu amahlanu. Inkosi yayo yathi kiyo, kuhle, nceku elungileyo lethembekileyo. Uthembekile ezintweni eziyingcosana. Ngiza kukubeka phezu kwezinenge. Ngena ekuthokozeni kwenkosi yakho. Kweza layo eyayamukele amadola angamakhulu amabili. Yathi, Nkosi, wanginika amadola angamakhulu amabili. Khangela, ngizuzile amanye amakhulu amabili. Inkosi yayo yathi kiyo, kuhle, nceku elungileyo lethembekileyo. uthembekile ezintweni ezingcosana. Ngiza kukubeka phezu kwezinengi. Ngena ekuthokozeni kwenkosi yakho. Kodwa kweza leyo eyayamukele amadola alikhulu. Yathi, Nkosi, bengisazi ukuthi ungumuntu olukhuni. Uvuna lapho ungahlanyelanga khona. Ubutha lapho ungahlakazanga khona. Ngesaba, ngasuka ngayifihla imali yakho emhlabathini. Khangela nanku okwakho. Kodwa inkosi yayo yaphendula yathi kiyo, Nceku embi leli vila. Ubusazi ukuthi ngivuna lapho ngingahlanyelanga khona. Ngibutha lapho ngingahlakazanga khona na. Ngakho, ngabe ubekile imali yami ebhanga. Ukuze ekufikeni kwami, ngamukele okwami kanye lenzalo yakho. Mamukeni imali, linike yena olamakhulu alijumi. Ngoba lo lalo olakho uza kuphiwa, kwande. Kodwa ongelakho uza kwamukala lokho alakho. Leyo nceku engasizi lutho iphoseleni emnyameni ongaphandle. Kuza kuba khona lapho ukukhala lokugedla amazinyo. Nxa isifikile indodana yomuntu ngobukhosi bayo, kanye lezithunywa zonke, kungkhona iza kuhlala esihlalweni sayo sobukhosi. Kuza kubuthelwa phambi kwayo izizwe zonke. Iza kubahlukanisa abanye kwabanye, njengomalusi esehlukanisa izimvu lembuzi. Ibeke izimvu ngakwesokunene sayo, lembuzi ngakwesokhohlo sayo. Kungkhona ke inkosi iza kuthi kibo abangakwesokunene sayo, Wozani lina elibusisiwe nguba, lidle ilifa lombuso eliwulungiselweyo kusukela ekudatshulweni komhlaba. Ngoba ngangilambile, langinika ukudla. Ngangomile, langinathisa. Ngangingowemzini, langingenisa endlini. Ngangihambaza, langambathisa. Ngangigula, leza ukungibona. Ngangisentolongweni, leza kimi. Ngakho abalungileyo bazayiphendula besithi, Nkosi, Sakubona nini ulambile sakunika ukudla ingabe womile sakunathisa na Sakubona nini ungowemzini sakungenisa endlini ingabe uhambaze sakwambathisa na Sakubona nini ugula loba usentolongweni seza kuwe na Inkosi iza kuphendula ithi kibo Ngiqinisile ngithi kini njengokuba likwenzile komunye walaba abafowethu abancinyane Ngikwenzile lakini. Iza kuthi kibo abanga kwesokhohlo, sukani kimi lina eliqalekisiwe, liye emlilweni ongapheliyo, olungiselwe uSathane lezithunywa zakhe. Ngoba ngangilambile, kalinginikanga ukudla. Ngangomile, kalinginathisanga. Ngangingowemzini, kalingingenisanga endlini. Ngangihambaze, kalingambathisanga. Ngangigula, ngangisentolongweni. Kalizanga ukungibona. Ngakho labo baza kuphendula besithi, Nkosi, sakubona nini ulambile, loba womile, loba ungowemzini, loba ugula, loba usentolongweni, kasakusiza na? Iza kuphendula ithi kibo, ngiqinisile ngithi kini, njengokuba lingakwenzanga komunye walaba abancinyane, kalikwenzanga lakimi. Laba baza kusiwa ekutshayweni okungapheliyo. Kodwa abalungileyo bazangena ekuphileni okungapheliyo.
UMathewu, isahluko samachumi amabili lesithupha. Kwathi uJesu eseqedile wonke la mazwi, wathi kubafundi bakhe.
Liyazi ukuthi emva kwensuku ezimbili kuza kuba liPhasika. Indodana yomuntu iza kunikelwa ukuba ibethelwe.
Kwasekubuthana abapristi abakhulu labadala besizwe egumeni lompristi omkhulu othiwa uKhayafasi. Bacebisana ukuba bambambe uJesu ngobuqili, bambulale, kodwa bathi,
Kakungabi ngesikhathi somkhosi, funa kube khona isiphithiphithi ebantwini.
Kwathi uJesu eseBethani endlini kaSimoni owayelobulephero, Kwafika kuye owesifazana ephethe umfuma wamagcobo abiza imali enengi. Wawathela ekhanda lakhe ehlezi ekudleni. Kodwa abafundi bebona lokho bathukuthela bathi,
Achithelwani lamagcobo na? Ngoba ngabe athengiswe ngemali enengi, kwanikwa abayanga.
Kodwa uJesu ekwazi lokho wathi kibo,
limhluphelani owesifazana na? Ngoba wenzile umsebenzi omuhle kini. Ngoba abayanga lihlala lilabo, kodwa mina kalihlali lilami. Ngoba ngokuthela amagcobo emzimbeni wami, wenzela ukungilungisela ukumbelo. Ngiqinisile ngithi kini, loba ngapi emhlabeni wonke lapho okuzathunyayelwa khona ivangeli, lokho akwenzileyo kuza kukhulunywa ngakho, kube yisikhumbuzo ngaye.
Omunye wabalitshumi lambili othiwa nguJudasi Iskariyoti waya kubapristi abakhulu wathi,
liza kunginikana aluba ngimnikela kini na?
Basebemnika inhlamvu zesiliva ezingamatshumi amathathu. Kusikela ngaleso sikhathi wafuna ithuba lokumnikela. Ngosuku lokuqala lomkhosi wesinkwa esingelamvubelo, abafundi beza kuJesu bathi,
uthanda ukuba sikulungisele ngapi ukuba udle iPhasika na?
Wathi,
hambani liye emzini kumuntu othile lithi kuye, umfundisi uthi isikhathi sami sesiseduze, ngizakwenza iPhasika kwakho kanye labafundi bami.
Benza ke abafundi njengokuba uJesu ebalayile, balungisa iPhasika. Wathi sekuhlwile wayehlezi ekudleni labafundi abalitshumi lambili, besadla wathi,
ngiqinisile ngithi kini, omunye wenu uza kunginikela.
Badabuka kakhulu bathi kuye ngamunye,
kungaba yimi Nkosi na?
Waphendula wathi,
otshebe kanye lami emganwini nguye oza kunginikela. Indodana yomuntu ihamba njengokulotshiweyo ngayo, kodwa maye kulowo muntu enikelwa nguye indodana yomuntu. Bekungangcono aluba wayengazalwanga lowo muntu.
Wasephendula uJudasi owamnikelayo wathi,
impela kungebe yimi mfundisi.
Wathi kuye,
kutsho wena.
Besadla uJesu wathatha isinkwa, wabonga, wahlephula, wabanika abafundi bakhe wathi,
thathani lidle, lokhu kungumzimba wami.
Wathatha inkezo, wabonga, wabanika wathi,
nathani lonke kuyo, ngoba lokhu kuligazi lami lesivumelwane elichithelwa abanengi ukuthethelelwa kwezono. Ngithi kini, kusukela khathesi kangiyikunatha lesi sithelo sevini kuze kufike lolo suku lapho ngiza kusinatha lani sisitsha embusweni kaBaba.
Kwathi sebehlabele ingoma baphuma baya entabeni ethiwa iOliveti, uJesu wasesithi kibo,
lina lonke liza kukhubeka ngami ngalobo busuku, ngoba kulotshiwe ukuthi ngiza kutshaya umalusi, izimvu zomhlambi zichitheke. Kodwa ngemva kokuvuswa kwami ngiza kulandulela ukuya eGalile.
UPetro wathi kuye,
lanxa beza kukhubeka bonke ngawe, mina angisoze ngikhubeke.
UJesu wathi kuye,
ngiqinisile ngithi kuwe, ngalobo busuku lingakakhali iqude wena uza kungilandula kathathu.
UPetro wathi kuye,
loba ngaze ngife lawe kangiyikukulandula.
Batsho njalo bonke abafundi. UJesu wasefika labo endaweni ethiwa iGetsemane wathi kubafundi,
hlalani lapha ngisaya kukhuleka laphaya.
Wathatha uPetro lamadodana amabili kaZebhediya, waqala ukudabuka lokukhathazeka kakhulu, wasesithi kibo,
umoya wami udabukile kakhulu kungathi ngingaze ngife, hlalani lapha lilinde lami.
Waqhubeka ingcosana, wawaphansi ngobuso bakhe wakhuleka wathi,
Baba, kuba kungenzeka kakudlule kimi linkezo, kodwa kungabi njengokuba ngithanda mina, kodwa njengokuba uthanda wena.
Weza kubafundi wabafumana belele wathi kuPetro,
kanti belingelinde lami iawa ibenye na? Lindani likhuleke ukuze lingangeni ekulingweni. Umoya uyavuma kodwa inyama ibuthakathaka.
Wabuya wasuka ngokwesibili wakhuleka wathi,
Baba, uba inkezo le ingedlule kimi ngingayinathanga, kayenziwe intando yakho.
Wabuya futhi wabafumana belele ngoba amehlo abo ayenzima. Wabuya wabachiya wahamba wakhuleka ngokwesithathu esitsho wona lawo mazwi. Weza kubafundi wathi kibo,
lisalele liphumula na? Khangelani, isikhathi sesisondele. Indodana yomuntu iyanikelwa ezandleni zezona. Sukumani sihambe. Khangelani, onginikelayo useseduze.
Kwathi esakhuluma, kwafika uJudasi, omunye wabalitshumi lambili, elexuku elikhulu liphethe imihedla lezinduku, livela kubapristi abakhulu labadala besizwe. Omnikelayo wayebanike isiboniso sokuthi,
lo engiza kumanga nguye limbambe.
Wasondela kuJesu masinyane wathi,
okuhle mfundisi.
Wamanga, uJesu wathi kuye,
ngane, yenza lokho oze ukukwenza.
Basebesondela, bamdumela uJesu bambamba. Khangela, omunye walabo ababelo Jesu welula isandla, wakhokha umhedla wakhe, wageca inceku yomphristi omkhulu, wayequma indlebe. UJesu wasesithi kuye,
buyisela umhedla wakho endaweni yawo, ngoba bonke abaphatha umhedla baza kubhubha ngomhedla. Kambe uthi ngingencenge ubaba ukuba angithumele masinyane izimpi zezithunywa ezidlula ijumi lambili na? Pho ingagcwaliseka kanjani imibhalo ethi kumele ukuba kube njalo na?
Ngaleso sikhathi uJesu wathi emaxukwini,
liphumele mihedla lezinduku, kuza nibamba kungathi ngingumphangi na? Bengihlezi insuku ngensuku ethempelini ngifundisa, kodwa kalingibambanga. Kodwa konke lokhu kwenzakele ukuba kugcwaliseke imibhalo yabaprofeti.
Basebemchiya bonke abafundi babaleka. Ababembambile uJesu bamqhuba bamusa kuKhayafasi umpristi omkhulu, lapho babebuthene khona ababhali labadala. Kodwa uPetro wamlandela ekhatshana kwaze kwaba segumeni lomphristi omkhulu. Wangena phakathi wahlala phansi lezinceku ukuba abone isicwini. Abaphristi abakhulu lomphakathi wonke bafuna bufakazi bamanga ngoJesu ukuze bambulale. Kodwa kababufumananga, lanxa kwavela ofakazi abanengi bamanga. Emva kwalokho kwavela ababili bathi,
lumuntu wathi, namandla okudiliza ithempeli likaNkulunkulu, ngibuye ngilakhe ngisuke ezindaweni.
Kwasekusukuma umphristi omkhulu wathi,
kawuphenduli lutho na? Kuyini lokhu abakufakaza ngawe laba na?
Kodwa uJesu wathula, umphristi omkhulu wathi kuye,
ngikufungisa uNkulunkulu ophilayo ukuba usitshele uba umKristu, indodana kaNkulunkulu.
UJesu wathi kuye,
kusho wena, kodwa ngithi kini, kusukela khathesi liza kubona indodana yomuntu ihlezi ngakwesokunene samandla, isiza ngamayezi aphezulu.
Umphristi omkhulu wasedabula ingubo zakhe wathi,
usehlambazile, sisafunelani ofakazi na? Khangelani, selizwile umhlambi, lithini na?
Baphendula bathi,
ufanele ukufa.
Wasemkhafulela ngamathe ebusweni, bamdutshuza, labanye bammakala bathi,
sitshele Kristu, ngubani okutshayileyo na?
UPetro wayehlezi ngaphandle egumeni, weza kuye intombazana yathi,
lawe ukulo Jesu waseGalile.
Kodwa walandula phambi kwabo bonke wathi,
kangikwazi lokhu okutshoyo.
Wathi esephumile esangweni, enye intombazana yambona yathi kwababemi khona,
lumuntu ube lo Jesu waseNazaretha.
Wabuya walandula wafunga esithi,
kangimazi lumuntu.
Emva kwesikhatshana labo ababemi khona basondela bathi kuPetro,
impela ungomunye wabo, ngoba ukukhuluma kwakho kuyakuceba.
Waseqala ukuthuka lokufunga wathi,
kangimazi lumuntu.
Lahle lakhala iqude. UPetro wasekhumbula ilizwi likaJesu lokuthi,
lingakakhali iqude, uza kungilandula kathathu.
Waphumela ngaphandle wakhala ngokudabuka okukhulu. UMathewu, isahluko samachuma amabili lesikhombisa. Kwathi sekusile, bonke abapristi abakhulu labadala babantu bacelisana ngoJesu ukuba bambulale. Bambopha bamqhuba bamnikela kuPilathu umbusi. Kwathi uJudasi owamnikelayo esebonile ukuthi ulahliwe, wazisola wabuyisela inhlamvu zesiliva ezingamachumi amathathu kubapriesti abakhulu labadala wathi,
"Ngonile lokho nginikele igazi elingela cala."
Kodwa bona bathi,
"Kasilandaba lalokho thina. Zibonele wena."
Waziphosela inhlamvu zesiliva ethempelini, wasuka wayaziphanyeka. Abapriesti abakhulu bathatha inhlamvu zesiliva bathi,
"Kakuvunyelwa ukuzifaka emnikelweni wethempeli ngoba ziyimali yegazi."
Bacebisana bathenga ngazo isiqindi sombumbi ukuba sibe yindawo yokumbela abemzini. Ngakho leso siqindi sathiwa isiqindi segazi kuze kube lamuhla. Kwase kugcwaliseka okwakhulunywa ngumprofeti uJeremiya ukuthi,
"Bathatha inhlamvu zesiliva ezingamachumi amathathu, intengo eyamiselwa othengiswayo, ngoba yayinjalo emadodaneni ka-Israyeli. Bathenga ngazo insimu yombumbi, njengokuba inkosi ingilayile."
Wema uJesu phambi kombusi, umbusi wambuza wathi,
"Wena uyinkosi yabaJuda na?"
UJesu wathi,
"Kutsho wena."
Kwathi nxa abapriesti abakhulu labadala bemangalela, kaphendulanga lutho, uPilato wasesithi kuye,
"Kawuzwa yini lezi zinto ezingaka abazifakaza ngawe na?"
Kodwa akamphendulanga lakwelilodwa ilizwi, waze wamangala kakhulu umbusi. Ngomkhosi wePhasika umbusi wayejwayele ukukhululela ixuku isibotshwa sibe sinye elisifunayo. Ngaleso sikhathi babe lesibotshwa esidumileyo esithiwa nguBarabhasi. Ngakho sebebuthene uPilato wathi kibo,
"Lithanda ukuba ngilikhululele bani, uBarabhasi, ingabe uJesu othiwa nguKristu na?"
Ngoba wayekwazi ukuthi bamnikele uJesu ngomona. Wathi esahlezi esihlalweni sokuthetha amacala, umkakhe wathumela kuye wathi,
"Ungabi landaba kulowo muntu olungileyo, ngoba lamhlanje ngihluphekile kakhulu ngaye ephupheni."
Kodwa abapriesti abakhulu labadala bavumelana lamaxuku ukuba bacele uBarabhasi ambulale uJesu. Wasebaphendula umbusi wathi,
"Lithanda ukuba ngilikhululele bani kulaba ababili na?"
Bathi,
"uBarabhasi."
UPilato wathi kibo,
"Pho lithi ngimenze njani uJesu othiwa nguKristu na?"
Wonke bathi kuye,
"Kabethelwe."
Wathi,
"Ngoba wenze ububi bani?"
Kodwa bamemeza kakhulu bathi,
"Kabethelwe."
UPilato esebonile ukuthi kakusizi lutho lokuthi waseuqala ukuba lesiphithiphithi, wathatha amanzi wageza izandla zakhe phambi kwexuku wathi,
"Angilacala ngegazi lalumuntu, ziboneleni lina."
Bonke abantu baphendula bathi,
"Igazi lakhe kalibe phezu kwethu laphezu kwabantwana bethu."
Wasebakhululela uBarabhasi, kodwa esemtshayile uJesu wamnikela ukuba abethelwe. Abebutho bombusi basebemthatha uJesu wamngenisa endlini yombusi. Waqoqela kuye ibutho lonke, wamhlubula, bamambathisa ingubo ebomvu, waluka umqhele wameva, bamethesa wona ekhanda, bamphathisa loluthi esandleni sakhe sokunene, waguqa phambi kwakhe, bamenza inhlekisa bathi,
"Ayethe inkosi yabaJuda."
Bamkhafulela ngamathe, bathatha uluthi bamtshaya ekhanda. Sebemenze inhlekisa, bamhlubula ingubo, bamambathisa ingubo zakhe, bamqhuba ukuba bambethele. Wathi bephuma bafumana umuntu wasekhureni othiwa nguSimoni, bambamba ngamandla lo ukuba athwale isiphambano sakhe. Sebefikile endaweni ethiwa iGolgotha, okuyikuthi indawo yokhakhayi, bamnika iwayini elixutshaniswe lenyongo, kodwa kuthe ukuba alizwe kaze athanda ukulinatha. Sebembethele, babelana ingubo zakhe, benza inkatho ngazo. Bahlala phansi bamlinda khona, babeka ngaphezu kwekhanda lakhe incwadi yecala lakhe ilotshiwe ukuthi, "Lo uJesu inkosi yabaJuda." Babethelwa kanye laye abaphangi ababili, omunye ngakwesokunene lomunye ngakwesokhohlo. Abadlulayo bamhlambaza benikina amakhanda abo besithi,
"Wena odiliza ithempeli, ubuye ulakhe ngensuku ezintathu zisilise. Uba uyindodana kaNkulunkulu, yehla esiphambanweni."
Ngokunjalo labapristi abakhulu labo bahlekisana ngaye kanye lababhali labadala bathi,
wasilisa abanye, angezi silise yena, uyinkosi yabako Israyeli. Gehle kathesi esiphambanweni, sikholwe kuye, wathemba uNkulunkulu, kamkhulule kathesi, uba emthanda ngoba wathi, ngiyindodana kaNkulunkulu.
Labaphangi ababethelwe kanye laye bamklolodela ngokunjalo. Kusukela emini kwabamnyama emhlabeni wonke kwaze kwaba yi-awa yesithathu ntambama, nge-awa yesithathu uJesu wamemeza ngelizwi elikhulu wathi,
Eli, Eli, lama sabakthani.
Okuyikuthi ngokuphendulelwa,
Nkulunkulu wami, Nkulunkulu wami, ungitshiyeleni na?
Abanye kwabemimi khona bekuzwa lokho bathi,
ubiza u-Elija.
Omunye wabo wagijima masinyane, wathatha uzipho, waligcwalisa ngewayini elimunyu, waluhloma oluthini, wamnika ukuba anathe, kodwa abanye bathi,
yekelani, sibone ukuba u-Elija uza kuza amsilise.
UJesu wabuya wamemeza ngelizwi elikhulu, wafa. Iveli letempeli ladabuka kabili, laqala phezulu laze lafika phansi. Umhlaba wazamazama, amadwala aqhekezeka, lamaliba avuleka. Izidumbu eziningi zabangcwele abasebelele zavuswa. Sebephumile emalibeni emva kokuvuka kwakhe, bangena emzini ongcwele, babonakala kwabaningi. Kwathi induna ekhulu lalabo ababelayo belinde uJesu, sebebonile ukuzamazama komhlaba lalokho okwenzekileyo, besaba kakhulu bathi,
lembala lomuntu ube yindodana kaNkulunkulu.
Kwakukhona lapho abesifazana abaningi bebukela bekhatshana ababemlandele uJesu bevela eGalili bemsebenzela. Kwakukhona phakathi kwabo uMariya Magdalena loMariya unina kaJakobe loJosefa lonina wamadodana kaZebhediya. Kwathi sekuhlwile kwafika umuntu onothileyo wase-Arimathiya ibizo lakhe nguJosefa, wayengumfundi kaJesu laye. Yena waya kuPilathu wacela isidumbu sikaJesu, uPilathu waselaya ukuba asinikwe. UJosefa wathatha isidumbu, wasigoqela ngelembu elihlambulukileyo, wasibeka elibeni lakhe elitsha elaligujiwe edwaleni, wagiqela ilitshe elikhulu emnyango weliba, wahamba. Babekhona lapho uMariya Magdalena lomunye uMariya behlezi maqondana leliba. Ngosuku olulandelayo olungasemva kosuku lokulungisela, abapristi abakhulu labafarisi babuthana kuPilathu bathi,
Nkosi, siyakhumbula ukuthi lo mkhohlisi esekhona wathi, emva kwensuku ezintathu ngizakuvuka. Ngakho laya ukuba iliba lilindwe ukuze kube lusuku lwesithathu. Funa abafundi bakhe bafike bamube, bathi ebantwini, uvukile kwabafileyo kuthi inkohliso yokugcina ibe mbi kuleyo kuqala.
UPilathu wathi kibo,
thathani abalindi lilinde njengokubona kwenu.
Bahamba ke bathatha abalindi baliqinisa iliba, babeka uphawu elitsheni. UMateyu isahluko samachuma amabili lesificamino emibili. Kwathi ekupheleni kwesabatha, ekudabukeni kokusa ngosuku lokuqala kweviki, wafika uMariya Magdalena lomunye uMariya ukuzabona iliba. Khangela, kwabakhona ukuzamazama komhlaba okukhulu, ngoba isithunywa senkosi sehla sivela ezulwini, sagiqa ilitshe, sahlala phezu kwalo. Ukubonakala kwaso kwakunjengombane, lesambatho saso sasimhlophe njengongqoqwane. Abalindi bathuthumela ngokusesaba, baba njengabafileyo, kodwa isithunywa sathi kwabesifazana,
lingesabi lina, ngoba ngiyazi ukuthi lidinga uJesu obebethelwe. Kakho lapha, ngoba uvukile njengokusho kwakhe. Wozani libone indawo lapho abelele khona. Hambani masinyane litshele abafundi bakhe ukuthi uvukile kwabafileyo. Uza kulandulela ukuya eGalili, liza kumbona khona. Khangelani, sengilitshelile.
Basuka elibeni ngokuphangisa belokwesaba lokuthokoza okukhulu. Bagijima baya ukubikela abafundi bakhe. Khangela, uJesu wabahlangabeza wathi,
okuhle.
Basondela babamba inyawo zakhe, bamkhonza. UJesu wasesithi kibo,
lingesabi.
hambani libikele abafowethu ukuba basuke baye eGalile, baza ungibona khona.
Kwathi besahamba, abanye kubalindi baya emzini, babikela abapriesti abakhulu konke okwenzekileyo. Sebebuthene labadala, benza icebo, banika ababutho imali eningi, bathi,
"Kalibo kuthi abafundi bakhe beza ebusuku, bameba silele thina. Uba lokhu kuzwakala kumbusi, siza kumncenga thina ukuze lina lingangeni enkathazweni."
Basebethatha imali, benza njengokufundiswa kwabo. Leli lizwi landa phakathi kwabajuda kuze kube lamuhla. Abafundi abalichumi lanye baya eGalili entabeni uJesu ayebalayele yona. Sebembonile bamkhonza, kodwa abanye bathandabuza. UJesu wasondela, wakhuluma labo esithi,
"Aphiwe mina amandla wonke ezulwini lasemhlabeni. Ngakho hambani lenze izizwe zonke zibe ngabafundi, libabhaphathize ebizweni likaYesu, lelendodana, lelikamoya ongcwele. Libafundise ukugcina konke engililaye ngakho. Khangelani, mina ngilani insuku zonke kuze kube sekupheleni kwesikhathi."